Ngiyabonga mfowethu Nevali, akubusise. Ikusa okuhle bangane, kuhle kuba lapha lokhu kusa, futhi ngicabanga ngenze ingi ngumangenela isikhathini sikamfowethu Nevali, ehlezi ngemuva lapho kanye leyakhe, ethatha isifundo sakhe ndawonye, futhi ngangena phakathi waqala ukuphetha isifundo sakhe, futhi wathi awu. Ukungikhumbuza iminyaka edluleyo kwakujwayele ukuba nomfowethu onsundu phansi lapha uthiwa ngumfowethu Smith lodade Cross babengabangane bami abahle futhi lapho ngingena esakhiweni ebusuku umfo omdala wayevame wayele ndivana ezimhlophe angazi loba omnye wenu uyamkhumbula kumbe hatshi futhi wayesiba kupulatifomu liyazi futhi bonke babehlabela kungumgwaqo omkhulu oya ezulwini futhi umfowethu Smith wayehlala nje kanje liyazi futhi ngangingena ngomnyango wemsamo Wabule nkazana encinyane eyayingathi imnyama sibili yayivame ukuhlala ekhoneni wayeqala ukuqakeza izandla zakhe esithi mphakamiseleni phezulu leyo ngoma liyazi bafaka umculo wabo uqobo kuwo uyazi futhi ke ekhoneni elilandelayo kuza kuba ngomunye umuntu othi kuyaphakathi njalo mphakamiseleni phezulu aw yikho lokho ababekuhlabela lapho ngingena emnyango ngiyalithanda nje lelo qembu labantu futhi ke umfowethu Smith omdala wahlala emuva lapho kancinyane uyazi futhi wayengathi ngumfo othuleyo Wayesithi ngena mdala phumuza ingwane yakho hathi ziphumuze phumuza ingwane yakho ubona ngena mdala phumuza ingwane yakho wayikhwela phezulu lapho futhi ngangibona indlela aqala ngayo ngangizithelile ubona wayesithi aw uthi bantwana liyazi wathi be bengihlezi lapha ngimangala nje inkosi uyini oza ngipha khona ukuthi ngikukhulume wathi wawa waqhubeka enyikinya ikhanda lakhe enyikinya ikhanda lakhe kimi ngangikukupha olutho lokutsho wathi Wathi ngibone umdala Branham engena emuva lapho futhi ngathi manje nkosi ngiyaqala nje ukukhumbula awu ngase ngizithelile mfowethu George Wright unjani mfowethu akubusise mfowethu Wright qiniso Oh kunjalo na umfowethu Elijah Perry wathi usemuva lapha ungaphi na mfowethu Elijah kangikamboni okwesikhathi eside awu mina abo bakithi manje kumele sibe lomhlangano oqotho lapha U-Elijah Perry, u-George Wright, labanye abakudala ababevame ukuba lapha lapho owaphosa wenza ukukubamba amafasitela endaweni ngezandla zethu umoya uvunguza. Kuhle ukukubona mama. U-Daddy Wright ulawe. U-Daddy Wright uphakathi. Semuva le futhi. Yebo mnumzana. Awu kuhle okunganani. Daddy Perry ngiyababona bonke khathesi. Awu kuhle sibili lokho. Kuhle ukuba phakathi. Kuhle ukuhlala endaweni lezi. Kuhle ukuba ndawonye. Ngangihlelile kanzima ukuphenduka. Ngilomthwalo enhlizweni. Ngisanda kuvela nje e-Africa njengoba lonke lisazi. Futhi lapho ngifika lapha ya, nganile visa ephiwe umngcele. Futhi ingangivumeli ukuthumayela ngoba ikuthanisa abaningi ndawonye. Bakhangelele umvukela lapho loba yisiphi isikhathi. Futhi aba babengeke bangivumele ukuthumayela ngenxa yalokho ukubuthanisa abantu abaningi ndawonye. Indlela kuphela engangingayenza kwakuyikuba lenhlanganiso emelwe nguhulumende. Okuhulumende. Oko nginusa ngibuye khona ke lokho kwakuhle kwenze uhulumende athumele amabutho ukuzovikela. Ubona nje ba uza kuba lokuvukela nje futhi ikho kuphela ukukhona kukho kuseduze bona. Lo muntu kahulumende wathi isikhathi acina ukuba lapha. Wayephose abe lekota isigidi sabantu bonke ndawonye. Futhi wathi khona ke uyabona lokho kungaba into uqobo nje isikhomanisi esidingayo ukuba lomvukela. Ngakho ngangingeke ngichumayele. Lapho bantu bemile lapho bezunguza izandla zabo futhi bekhala. Kumbula mama wami kumbula mfowethu wapha mina abo konale futhi ngemuva komgoqo liyazi imigoqo yencinyo futhi kwakwenza nje uze kube sibili futhi ngaphenduka ngekhaya futhi ngacabanga aw indodana yami uJoseph emuva le wayesesalele emuva kancinyane ekubaleni kwakhe futhi wayele wapasa kade kodwa kwakumele akuthathe wayengabali kuhle okwenelele ngakho ngacabanga aw sizafanele sihlale ngekhaya kwesikhatshana futhi ngathi ngasi ngahlala ngekhaya uzawona ikhefu labantwana Ngakho sakujulisela phambili nje futhi samhambisa kwesinye isigaba ngoncwabakazi futhi makuthi futhi ngiphenduke lapha kwamaviki athile amaviki amathathu ngathi ngiyakholwa lapho sesibuyele khonale ngizathatha nje futhi ngibambe umhlangano sizathola leyo holu yesikolo phezulu lapho futhi siza kuba nomhlangano kusukela mhla ka 28 akusiya kuze kube mhla ka 1 umhlangano eholu yesikolo bengifuna ukuthumela ngesifundo sokuthululeka kwalezo zitsha zokucina izisikhombisa futhi ke safonela phambili futhi saba lokudaniswa okuncinyane Aba sivumeli ukuthi sibe lezikolo lezinjalo abantu abaningi kakhulu bayabuthana asingeke sibe lakho loba ngapi futhi ke nganquma lapho ngisase ngemuva lapha khona ke kulokuthi singeke safaka bonke abantu nxa singazisi akuzange kwaziswe khathesi ngakho nxa sibeka abantu bonke sizame kubafaka chabanekeli lapha sasingeke sikwenze bona khona nje insuku ezinhlanu phakathi lapha kuza kube kukubi ngakho sihle ziphakathi lapho sikhuluma lomfowethu Nevali lomfowethu Hudu labanye sikhethe ukwenza lokho nxa singeke Ngenye indlela lokho kuza senza sibe lenkonzo ezinhlanu lokho kuza kuba 28 29 30 31 nomhla ka 1 Awu ngizwa nqa singaba siqala isonto ezayo singaba nenkonzo ezimbili ngesonto ekuseni langesonto ebusuku lokho kumhla ka 18 futhi ke mhla ka 25 sibe lesonto ekuseni langesonto ebusuku lezo zinkonzo ezine khona ke ngoncwabakazi 1 sibe lesonto ekuseni langesonto ebusuku lokho kuzasinika inkonzo eziyisithupha futhi ke akusoze kwenze ukuminyana okunje ukungenisa abantu phakathi futhi ngicabanga lokho alicabangi ukuthi lokho kungcono kulokuba nomuntu wonke eminyanisiwe nje lokufithizelana ndawonye lakho konke futhi ke khonokho nje okwalezo nkonzo ezimbili singakumela lokho kodwa umuntu wonke edonsa ndawonye okobusuku obuhlanu nta kungakwenza kube nzima futhi ngifuna ukuba labaphathi labadala lapha lapho ngisaselapha lokhu sokusiba ndawo yonke siphila kulezi insuku zokugcina lapho ivangeli alisela kubuza njengalokho lifanele libe lakho alisela amalungelo elimele libe lawo konke kuthungele kupolitiki lezinto futhi njengomanyano nje futhi yikho lokho ekugcineni okuzakikho ngoba uPaul wesilo kumele lubuye ngomanyano siyakwazi ngakho si ngoba ikubandlulula kakula muntu ongathenga kumbe athengise ngaphandle kwalo oloPaul wesilo futhi manje ngifuna ukufumana ngabadala ngizwa ngikhokhelo angikaze ngibe lendlala enje enhlizweni yami ngonkulunkulu empilweni yami yonke kulalokho engilakho manje bona ngoba futhi ngifuna ukuthatha ithente lami uqobo lezinto zami njengalokho inkosi eyangipha umbono futhi ngiyakhola isikhathi sesiseduze manje futhi ngifuna ukubona lapho ngilapha kungani singatholi ithente 40 ke lapho sihamba njengokuthi sibuya lapha eJeffersonville kulokuba nje lo suku kumbe ezimbili kumbe insuku ezintathu kumbe ezine singaphuma phandle lapha futhi sibeke ithenteleli futhi sibe lamaviki amabili kumbe amathathu uyabona futhi kungela muntu ongatsho ulutho ngakho singathatha iphaki yebhola kumbe nxa bengasivumeli ukuthi sibe lakho lokho kulomlimi phandle lapha uzasivumela sibe lipulazi sizarenta ipulazi futhi sibeke phezulu into kuphela nje esingayenza lapho kungaba mhlawumbe ukwenza izakhiwo zethu zangaphandle lokunjalo lezo sizo lwethu futhi lokho kungenziwa kalula futhi ke siza qala ukuba lenkonzo zethu njengalokho ngoba lokho kungokombono ovela enkosini futhi kufanele kwenziwe ngaleyo ndlela futhi ngingena phakathi izolo futhi ngifumana uyazi lokho futhi ngangisenyuka isitaladeni futhi umngane wami olungileyo ehamba ngalapho wathi sakubona Billy ngamkhangela futhi inwele zimhlophe okonqoqwane isisu esingako futhi umfana siyalingana sasigijima sonke umpo omutsha obukekayo lapho ngisasengumntwana kwangenza ngazathi ngizwa ngokungazwisisekiyo indodana yami encinyane uJoseph wathi kungani udanile baba oh ngathi angeke ngikuchazisele Joseph bona angeke ngikutshele futhi ngikhangela u-Elijah Perry ehlezi emuva lapho lo nkosazana Perry kukhangeleka sengathi izolo babengababili abancinyane abamakhanda amnyama phandle lapho behlala bengomakhelwane kini lapho silesikepe esidala wahu futhi phansi emfuleni futhi sagola inhlanzi ebusuku ngibabona bobabili benamakhanda amhlophe uyazi kutsho into eyodwa libhera elincinyane eliqala ukukhala ngawusela sikhathi esineni bona ngakho ngifuna insuku zonke zempilo yami ukuba zivalwe kuye lokho engikuthile isikhathi engilaso ngifuna ukusisebenzisa kwenye indawo ngisenza enye into loba kungedluli ukuma ekhoneni lesitalada ngifakaza enkazimulweni lodumo likaNkulunkulu futhi ngilapha okwaleyo njongo futhi ngile ndawo encinyane efihlekeleyo phezulu lapha eGreensmill Indiana akusilo dolobho manje kuyinkangala futhi abanye abantu balithumbile futhi abasoze ngitsho bakuvumele ubeke unyawo kulo kodwa ngilobhalo lapho angasoze angifumane lapho ngingena phakathi kwalo ngiyangena phakathi ngesikhathi sobusuku futhi angeke akwazi lapho ngingena phakathi kumbe ngiphuma phandle futhi kakwazi lapho ubhalo olukhona futhi engeke afika kulo kungelandaba loba kungaphi futhi ngifuna ukuhamba khona ukuyakhuluma lenkosi okwesikhatshana ngizwa ukuthi kuyadingakala unkosikazi ufuna ukubuya ufuna ukuphenduka futhi avakatshe ngalapho lo Rebecca loSara labanye kanye labangani babo futhi sesibuyele lapha manje okwamaviki amathathu alandelayo nga inkosi ithanda futhi ngiyacabanga kulokuzama ukuminyanisa abantu bonke ndawonye okwaleyo mihlangano lapha eThabanekeni ngoba lokhu kungokwethu kungokwenkosi asiphe khona futhi lilomoya oqandelelisiweyo sithanda ukuba lenkonzo yesonto ekuseni inkonzo yangesonto ebusuku lokho kuzavumela abantu babuyele endaweni yabo khona-ke balinde kuze kube iviki elandelayo angicabangi ngingathatha futhi ngokusemthethweni ngenze okufaneleyo ngokuthululeka kwalezo zitsha zokucina ngoba zingumbiko omkhulu sibili kulokho kodwa ngingakhulekela abagulayo futhi ngenze izinto lezo ngile mbiko futhi lapho inkosi inginika yona ukwenzela ibandla iviki yonke ngizaphuma phandle lapha enkangala kwenye indawo futhi ngitadishe ngiphenduke ngesonto ekuseni ngibe lenkonzo yesonto ekuseni njengalokho lenkonzo yangesonto ebusuku umalisi wethu omncinyane olomusa mfowethu uneval ngimbuzile ngalokho kungaba yikusuthiseka kuye lokho ikususa zonke inkonzo zakhe kuye kodwa wayethokoza ngokudlulisileyo ukuzinikela kulokho njengi umfowethu Kepsi yena ngiyathemba olokhuqo lokuzulazula futhi ngiyabona usukile futhi umfowethu Yumzi futhi inkosi yelo mfowethu Mani lapha ukuthatha indawo le ndawo liyazi akumangalisi yini lokho ukuthi uNkulunkulu wenza njani izinto utshe ezele zinto zibekelwe isikhathi esiqondileyo njengokufaneleyo ngabuya futhi ngezwa omunye ethumayela ngathi lokho akusikho ngiyakholwa umfowethu Kepsi weza ethusoni futhi ngicabanga kwamkhokhisa khona ngokuphangisa kwakuphose kube ngama-degree ang-110 wayengafuneli utho lokwenza ngalokho ngakho nangu ehamba yena lo mfowethu Yumzi futhi baya e-Phoenix yebo kule 115 kusiya ku-1618 phezulu lapho lokho kwakulokhu kwedlulisile ngakho ngicabanga wasuka waya e-Texas emva kwalokho yena ezama ukuthola indawo kodwa awufuni i-Arizona lesi sikhathi somnyaka ngiyalitshela kwakuyi-140 ngolinye usuku ngolwesihlanu olwedlileyo ama-degree ang-140 ephaka futhi yikho lapho umfowethu Craig ovela ebandleni lapho ahlala khona futhi ungabulala iqanda futhi lingakhanzingeka lingakaweli emhlabathini wena ungakhafula lolo kulunamabusekho nje kuya akula sifudumezi loba ulutho ngempela i-oveni yokubheka lesi sikhathi somnyaka kodwa kusuka ngokungaba ngulwezi umpalakazi lwezibandlela uyamangalisa kodwa lapho kusiza ngokungaba ngumbimbitho lomabasa kungaba ngcono lisuke nxa lingafuni ukufa ngokuswela umoya futhi ke umfowethu Kepsi labo benzakala ukubuya kuleso sikhathi nje engicabanga ukuthi kwabaxotsha ngakho mhlawumbe inkosi ikwenze lokho ngesizathu ngiyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu uyalaya izinyathelo zabalungileyo kwezinye izikhathi kukhangeleka kunzima njengolunye usuku kulolu hambo ngisiya e-Afrika ngangiqinisekile ukuthi ngangihamba entandweni kaNkulunkulu ngoba umnyaka owedluleyo ngangiphansi eningizimu ngibambe imihlangano elandelanayo emikhulu futhi ngacabanga ngivela kuleyo nhlanganiso bathi ungabuya ngamadoda angusomabhizimusi esikristu kodwa kasiyikubalani lokwenza ngakho awu angifuni ukuphosela lawo madoda phezu kwakho uyazi ukwenza ukulwisana ngifuna ukubenza bezwe kuhle komunye lomunye ngakho nje ngathi awu ngababhalela incwadi ngathi khumbulani ngizamele ukungena e-Afrika okweminyaka njalo ngisizwa ukuthi inkonzo yami ayikapheli e-Afrika angila kungani kumele ngiye e-Afrika lapho ngilamadolobho ayisithupha amakhulu ayisikhombisa khona lapha e-United States ebiza bona khona lapha nje ngingasuki e-Canada e-Mexico kumbe loba ziphi zalezo ndawo ngani ngifuna ukuya khonale kodwa kungenye into enhlizweni yami engidonsele e-Afrika lapho labo bantu kulenye into mayelana ngabo engiyithandayo futhi ngifuna ukuhamba nje ukwenzela abantu abansundu kuphela futhi kulenye into phakathi kwabaningi babo labo bakhokheli abezwa kumele ngikwenze lokho ngifuna ukuya ebanganini bami abansundu yikho lapho inkosi engibizele khona futhi manje balezidingo abaningi balabo bantu labo bantu abamhlophe bengaba labo dokotela lakho konke kodwa labo abomdabu abahawulayo baphila phandle lapho futhi bebolile ingxenye ngizwa ukuthi yibo abakhangeleka sengathi bengakwamukela bayibo labo kulenye into mayelana ngakho nxa ufika endaweni ukhaliphile kakhulu okokuthi wazi konke ngakho uNkulunkulu angeke enze ulutho ngawe kodwa ungafika endaweni uyafuna ukulalela lokufunda khonake yisikhathi sikaNkulunkulu engangena futhi akhulume lawe futhi-ke ngababhalela incwadi ngabaphendula futhi ngabatshela futhi ngathi khumbulani ngosuku lokwahlulelo yeka lezo zandla ezimathambo ziphakame phakathi kwentuthu zililakhe igazi labo libe phezu kwenu hathi kimi ngoba ngizamile okweminyaka engutheni ukuphenduka khona-ke lapho ngithumela incwadi ngiphenduka enye into yathi kimi bona uSidney Jackson thatha uhambo lokuzingela futhi ngasikhathi sinye inkosi yakhuluma uSidney Jackson yathi isilwane esilomhlonga olithamba mfowethu Branham emashasheni edebheni umhlangano omkhulu awu wayekhona lapha futhi wakhuluma lawe lapha kanje sabhabhathiza wayemelana kalukhuni lalolu bhabhathizo ebizweni likajesu kristu futhi umkakhe wayedlulisile kulayo wayesuka nje ahambe wawusenza ngiyalitshela ngikaze ngiphinde ngibone abantu abazinikeleyo bala bathumayeli abangaba i-150 khonakhonale babhabhathizwe ebizweni likajesu kristu futhi nje bayatshisa ilizwe umbiko uyathanyela nje e-afrika yonke indawo abatshayeli bendizamtshina la madoda amakhulu esiza ukubhabhathizwa ebizweni likajesu kristu futhi ke lapho ngiqalisa ukucapha ngiyalitshela kangikaze ngibe lohlupho oluningi empilweni yami yonke ukuzama ukufika lapho futhi-ke ngomzuzu wokucina sibili kuhamba nanku kubhalwe kuviza yami akakukhangelelwa kuloba yiluphi uhlobo lwenkonzo yezokukholwa ungabuya kuphela ukuzozingela awu khona-ke kwaba yisinqumo kodwa ngathi kangilandaba lokho odevele akwenzayo angeke
angeke ngamela lokho mfowethu Jackson akutsho ngesilwane esilomhlonga esilithanga futhi lokhu lokho kumbe okunye ngingeke ngikuqinise kodwa ngiyazi uNkulunkulu wangitshela ukubona uSidney Jackson futhi uhambe uyezingela futhi ngathi sengihamba futhi kwesinye isikhathi futhi ngangilolunye lwengihambo ezinkulu ngafumana lokho ohlupho olwaluyikho khathesi ngicabanga ngomfumfu inkosi ithanda ngingabuyela futhi ngibe lomhlangano layo yonke into okusebenzelana okugcweleyo yonke into bona eAfrika manje ngafika phansi kwakho futhi ngafumana lapho okwakukhona lokho okwakubangelayo phezulu lapha ibhala lokula lokho okokutsho futhi enye into ilento yokutsho futhi lowo laphana into enhle yokwenza hamba uyefumana sibi sakho futhi ngiyakwazi lapho ohlupho olwalukhona lokuthi isizathu sakho sasiyini kwakungenxa yokuthi abantu abaningi kakhulu bayakuthanda ndawonye uhulumende wayengeke angivumele ukuba ngibe lakho manje nxa amadoda angosomabhizimusi esikristu kumbe loba yiphi inhlanganiso okuzazingenisa phakathi khona-ke uhulumende ngokuzenza ngoba inhlanganiso imelwe kanye lohulumende uhulumende uyathumela amabutho okuvikela nxa kungaba labantu abangu-25 abaphuma enhlanganisweni yesonto eyodwa 25 phakathi kweyinye kunjalo abakwamukeli lokho kumele kube yinhloko yalinhlanganiso futhi amadoda angosomabhizimusi esikristu bayinhlanganiso engathathi inhlangothi emele amabandla wonke udokotela Simon inhloko yabo phezulu lapho indoda enhle kakhulu kumele ngihlangane layo futhi ngikhulume layo futhi bathatha imihlangano lawo wonke amabandla aza ndawonye bona futhi ngiyakholwa siza kuba leminye imihlangano emikhulukazi eyake yaba khona e-Afrika kodwa umbono wami wawuyilokhu lapho usazi ukuthi uzama ukwenza okuhle into yokuqala yikuthi nxa usizwa ukhokhelwa ukwenza ulutho khona-ke kuhlole ngelizwi futhi ubone nxa kuqondile ngelizwi futhi-ke ungavumeli ulutho olukumise angilandaba ukuba udeveli uphosa amavili amangaki endleleni hamba nje phezu kwawo ngatshela umkami futhi ngatshela umfowethu hudu lapho ngifika lapha futhi abanye abangane engahlangana labo izolo ngibe le minyaka engaba ngufayipi lapha engingazanga ngempela ukuthi ngenzeni kube ngumnqino bona imvuselelo ngokwayo phakathi kwamabandla yayifile wonke umuntu uyakwazi lokho uyakuzwa kuleli ithabhanekeli uyakuzwa ndawo zonke kulokudutyuzwa umuzwa ofileyo kule nto nje engalunganga kungenxa yokuthi ukutshiseka kwemvuselelo kuphumile ebantwini hamba emabandleni uyababona behlezi lapho futhi umalusi eduleka ukufumana umbiko lenye into futhi into yokuqala uyazi wakuphendula kwaba ngolunye uhlobo lwephathi abaza kubalayo kumbe enye into kuzwakala kuyikudutyuzwa kokufa indawo zonke uBilly Graham uyakunanzelela u-Oral Roberts umnumzana Allen wayelohlupho njengoba lisazo u-Oral Roberts ulazo lezo izakhiwo zamadola ayizigidi ezingu-50 lokunjalo phakathi lapho kulesi kolo futhi awu akula muntu enkundleni manje ngasuka lapha ngombono ukuya phetsheya eTucson ukubona lokho inkosi eyayengifuna ukuthi ngikwenze lapho yahlangana lami phezulu lapho njengoba yalitshela lapha ukuthi izakwenza lesimo sengilosi eziyisikhombisa futhi yathi ukuba ngibuyele futhi impawu eziyisikhombisa zaziza kuvulwa yikho kanye nje okwenzakalayo yathi ngolunye usuku lo mfowethu hudu lapho ephuma phandle lapho sahamba endaweni efanayo futhi ngaphosela idwala lehla phansi yathi phakathi kosuku lobusuku wena abanye ngiyakhohlwa nje ukuthi amazwi aye yini uzabona inkazimulo kankulunkulu futhi ngosuku olwalandelayo isavunguzane sabuya phansi sivela ezibhakabhakeni njalo siyayazi indaba yalokho okwathatha indawo lapho isiya phezulu babuza lokho okwakuyikho ngathi kwakukhuluma amazwi amathathu ekudumeni okuthathu okukhulu amadoda azwa kuphela ukuduma ngazwisisa lokho okwathiwoyo futhi wathi ukwahlulelwa kutshaya ukhumbi lwentshonalanga insuku ezimbili emva kwalokho i-Alaska yaphosa yatshona kube kuduma ngalapho ukuzamazama komhlaba yonke into bakhangeleni nje usuku lonke ukuzamazama komhlaba kuyanyikinyeka nje yonke indawo umhlangano wami wokucina umhlangano wokucina ngangilawo lowo kuza kuba ngumbiko wami wokuqala ngempela ukuthumayela kusukela lapho ngangithumayela eLos Angeles eBiltmore Auditorium futhi ngangikhuluma ngendoda izikhethela umfazi mhlawumbe ulethephu yakho ukuyi ngathi kutshengisa isimilo sakhe lezifiso zakhe ukuthi lapho indoda ithatha umfazi ithatha inkazana encane futhi ibe ngumkayo ithatha uyazi inkazana yesimanjemanje engurikhetha ovamileyo kuyatshengisa nje lokho ayikho nxa ithatha indlovukazi yezobuhle kumbe indlovukazi ekhanga inkanuko noba yini okuyikho kuyatshengisa eyakhe lokho okusendodeni sibili Kodwa umKristu udinga isimilo emfazini. Ngoba uhlela ikhaya elizayo lalo mfazi. Uyahlela, uthatha umakhumuzi. Futhi ngathi khona ke uKristu ngokwelizwi lakhe lapha. Uyasitshela lokho ikhaya lethu elizayo eliza kuba yikho. Uhlobo bani lo mfazi azalukhetha ngaleso sikhathi. Ihule lenhlanganiso yesonto, ngitsho. Uzakhetha umfazi ohlomileyo ngesimilo selizwi lakhe. Futhi lowo kuza kuba ngumlobokazi. Futhi lapho ngiphakathi lapho enye into yangitshaya. Futhi angazange aluthokoze okwemizuzu engaba ngu-30 kwaba lesi prophethi esaphumayo. Into yokuqala, ngiyakhumbula umfowethu Mosley Lobhidi, ngangiphandle esitaladeni ngihamba. Futhi sathi, wena Kapenawume, ozibiza ngebizo lengilosi, leyo yiLos Angeles. Idolobho lengilosi, bona, ingilosi, eziphakanyiselwe ezulwini, zizalethwa phansi esihogweni. Ngoba aluka imisebenzi elamandla yenziwa eSodoma, eyenziwe kini. Ngabe imile kuze kufike lolu suku. Futhi konke lokhu kwakungazakali kimi. Bona, lokuthi ngisanda nje kuqeda kanjani ukuphakamisa uKristu. Ngimphakamisa lokutshela ibandla, ngathi, lina bafazi, kungelani lokuthi ngizama njani ukubuya kini. Kumbe ngitshumayele, ngimelana lalezi izinto. Futhi lawe ndoda lina bathumayeli, liqhubeka likhohliswa zonke izikhathi. Liyakwenza ngokufanayo nje. Uhamba phezu kwakho sengathi ilizwi likaNkulunkulu lalingasilutho. Futhi lapho ngizwisisa lokho ngahamba, ngathi kulo mbhalo ngalokho kwenye indawo. Futhi ngahamba ngafumana ukuthi kwakunguJesu ekhalimela eKapenawume ngasokhunjini lolwandle. Lobo busuku ngakhangela imibhalo. Ngeza ekhaya, ngathatha ibhuku lembhalo. Futhi iSodoma leGomora yayike yaba lidolobho eliphumelelayo isigodlo sabezizwe somhlaba. Futhi uyazi lelo dolobho ngokuzamazama komhlaba latshona kulwandle olufileyo. Futhi uJesu wema futhi wathi, Kapenawume, nxa iSodoma ingabe yaba lemisebenzi eyenziwa phakathi kwayo, leyo eyenziweyo kuwe, ingabe imile lalamuhla, kodwa khathesi kumele wehliselwe esihogweni. Futhi ngokungaba iminyaka engu-200 kumbe 300 ngemva kwesiprofethi sakhe, kanye lamadolobho wonke asokhunjini, wonke awo alokhu emile, kuphela iKapenawume, futhi iphansi kolwandle, ukuzamazama komhlaba, wayitshonisa phansi kolwandle. Futhi-ke ngiprofetha, iLos Angeles iza kuba phansi kolwandle. Futhi ngeza ngekhaya, futhi ngaye Afrika, futhi lapho ngise-Afrika baba lokuzamazama komhlaba. Futhi abezesayensi likubonile, kwakusemsakazweni, ukuthi ezinye ezinkulu izindlu ezinhle zahotyokela phakathi eLos Angeles, futhi ihotela lokunjalo. Futhi manje, kule, kusukela kulokho kuzamazama komhlaba, kulo mkenke ongama-intshi amabili kumbe amathathu ongena emhlabathini, uqalisela e-Alaska, uyabhoda udlula ezihlengeni ze-Aleutia, uphenduke uphuma okungaba ngamamayila ayi-150 kumbe 200 ungena olwandle. Uphenduka phezulu eSan Diego, uthathe eCalifornia, kumbe eLos Angeles, futhi uphume njalo. Ngaphansi nje kwenyakatho eCalifornia le, indawo encinyane ethiwa yiSan Jose, phansi nje lapho. Futhi lindoda ezesayensi yayikhuluma iphakathi kwengxoxiswano, sasikhangele kuthelevishini, futhi wathi, ngaphansi kwalokho, lilambazi nje, eliqhwathayo. Futhi wathi, lokhu wathi, lezo yisihlephu esizahlephuka. Futhi wathi, futhi sizakwenza, futhi lingo indoda, ingcwethi yezesayensi, iqoqisana lalomkhulu wabezesayensi wathi kuye, wathi, awu, lokho konke kungatshona khonake. Wathi, kumele kukwenze. Wathi, awu, yebo, kuza kuba mhlawumbe eminengi, iminyaka eminengi kusukela manje. Wathi, kungaba imizuzu emihlanu kusukela khathesi, kumbe kungaba iminyaka emihlanu kusukela khathesi. Wabalela iminyaka emihlanu nje. Kodwa nje ngimile lapho ngaphansi kwalokho kuphefumulelwa. Ngabeka kwahlulelwa kulolo khunji lwentshonalanga. Futhi-ke ngalandela khona phezulu lapha ngokujona kweLos Angeles. Akasekho. Kunjalo. Kuzakwenzakala. Nini? Angikwazi. Kodwa, oh, kuyini okwenzakalayo? Liyazi. Silamazwekazi ayisithupha kuphela khathesi. Sasiyisikhombisa. Lelo elatshona phakathi kwe-Afrika le-United States. Oh, kuyimbali. Liyazi ngakho. Manje, ngaleyo itshona phansi. Khona ke ngifuna ukuthi likhangele lapho leyi kwakuyintshumayelo engatshumayela ngayo lapho. Ngiyakholwa mfowethu Elich Perry wayengabe ngumdikoni lapha ebandleni ngaleso sikhathi, ngakho konke engikwaziyo. Kodwa kwathi isikhathi sizafika, angikwazanga kwaze kwathi uNkosazana Simpson wangilethela intshumayelo ngolunye usuku. Futhi ngilakho kubhaliwe ebhukwini elincinyane ukuthi inkangala ukuthi ulwandle luzakhala indlela yalo lisiya enkangala. Lokho kwakuyiminyaka engu-30 edluleyo. Futhi yebo sibili, ulwandle lwesawuthonda uphosa lube ngamafidi angu-200 ngaphansi kolwandle. Uthi nxa lokho kubhubhudla okukhulu, lo mhlaba uginya phakathi kanjalo kwamakhulu amasikweya amamayila. Amakhulu lamakhulu amasikweya amamayila ejona emhlabathini, okuzaphosa ivingo legagazi kuze kuthi ngqe e-Arizona. Sibili kuza kwenza. Oh, sisesikhathini sokugcina. Ihola eliyinkazimulo ukubonakala kwenkosi uJesu wathi kuzakubala kuzamazama komhlaba endaweni ezithiyeneyo ukudideka kwesikhathi. Ukukhathazeka phakathi kwezizwe, inhliziyo zabantu zizehluleka ngokwesaba. Wathi lapho izinto lezi ziqala kwenzakala, phakamisa ikhanda lakho, ukuhlengwa kwakho kuyasondela. Oh, minabo.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors and comfort. Return, O dispersed to your own. Be sure to do that. That day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Libonile umpikitsha ngolunye usuku ukuthi wachibilikisela kanjani lo mpikitsha emaceleni lapho. Futhi wona kanye umfanekiso walezo ngelozi eziyisikhombisa ziphakanyiselwa phezulu. Uchibilikisele ngawasokunene futhi nampo ubuso benkosi uJesu ekhangele phansi emhlabeni njalo. Liyakhumbula lapho ngitshumayela izikhathi zebanja eziyisikhombisa. Ngangingazwisisi ukuthi kungani uJesu emile lapho lokumhlophe ekhanda lakhe. Wayeyindoda entsha. Ngalibuyisela eBhayibhelini lona lathi, weza kusimakade, onwele zakhe zazimhlophe njengoba yabe zimbo. UJesu wayeyiminyaka engu-33 kuphela lengxenye yobudala ekubethelweni kwakhe. Ngafonela umfowethu Jack Moyes azise zenkolo wathi, "Oh mfowethu Branham, lo nguJesu esigabeni sakhe esikhazimulisiweyo." Wathi emva kokufa kwakhe umncwatshwa lokuvuka waphenduka waba yilokho. Lokho kwazwakala kukuhle kusazise enkolo, kodwa akuzange kuhambe kuhle, akuchayanga enye into. Ngaya phezulu lapho futhi ngaqala kulezo zikhathi sebandla lakuqala, lapho umoya ongcwele wakwambula. Manje lilakho khona ezikhathini zenu zebandla. Ngiyathemba amabhuku azaphuma khona masinyane khathesi kugcwala kwakho. Futhi kwatshengisa ukuthi uJesu wayengumatuleli. Kule wigi yemhlophe ababevame ukuyigqoka, bagqoke iwigi futhi bayigqoke njengomatuleli i-England ilokhu eyikwenza. Lapho legunya eliphezu konke. Futhi lokho kuchibilikisela eceleni kulumpikitsha, nango elapho inwele zakhe ezinyama liyakubona uhlangothini lwendevu zakhe futhi egqoke iwigi emhlophe. Oyikucina kwegunya, uligunya liphezu konke. Lo Nkulunkulu watsho njalo ngokwakhe, "Leyi indodana yami ethandekayo, umzweni yena." Nango elapho elalezo ngilozi umbiko okwakuyikuqhaqhwa kwalezo mpawu eziyisikhombisa okwambula inzalo yenyoka lazo zonke lezi izinto lapha. Futhi kuyatshengisa ukuthi yisimbozo sakhe uqobo, kuligunya lakhe eliphezu konke. Uphezu konke futhi ugqoke iwigi kumbe umboziwe. IBhayibheli lathi waguqula ubuso bakhe kumbe waziguqula sibi sakhe. Enmorphe, ibala elivela ebaleni lesiGriki enmorphe, okutsho ukuthi umdlali wesiGriki odlala ingxenye yeziningi. Lamuhla ungenye into kumdlalo olandelayo, ungenye into njalo. WayenguNkulunkulu uBaba esenzweni esisodwa, uNkulunkulu indodana kwesinye isenzo, futhi ke uNkulunkulu umoya ongcwele esenzweni lesi. Bona nango elapho elizwe lakhe lonke liphezu konke. Siphila ensukwini zokugcina. Ngiphenduka ngivela e-Afrika ngolunye usuku. Ngangathi ngidiniwe, uyabona nje kuyibusuku lapho manje futhi kufanele uchibilike. Futhi ke ngesikhathi ngichibilika ngaphenduka njalo. Sasilohambo olumangalisayo, uhambo lokuyazingela olunye oluhle sibile engake ngaba lalo empilweni yami. Khona ke uBhili ule eminye imipikitsha, mhlawumbe ngaba lesikhathi engakutshengisa kwenye indawo futhi alitshengise uhambo. Ngaba lephupho. Ngihlezi ngiphupha ngokuphenduka kule Public Service Company ngenye indlela. Ngakho ngacabanga ukuthi ngangingani ngiyalova emsebenzini. Ngangifanele bangivumela nje ngibe le ndlela yami. Futhi ngacabanga nganiza kulokuthi ngiphume phandle futhi ngilandele intambo zamagetsi kumbe ngithatha izikwelede kumbe enye into okwakufanele ngiyenze. Ngathi nje awu, ngingubhasi wami uqobo. Ngahamba nje ngibhukutsha futhi ngehla phansi khonale futhi ngakhupha ezami lezi izigqoko, njalo ngagqoka impahla zami zokubhukutha. Ngangingedwa futhi ngacabanga, "Tshono, lokho akulunganga. Inkampani lezi isikhathi semini, inkampani yangibhadala lezi isikhathi." Ngacabanga lokho kuyamangalisa. Futhi-ke ngacabanga, awu, imali engiyiqoqileyo endleleni. Ngangilakho kokubili, ukupatrola le ndlela kuxutshanisiwe ndawonye. Futhi ngathi, awu, imali engiyiqoqileyo, ngenze ulutho, ngidlala lapha, ngilahlekelwa ngamatikiti ami wonke. Futhi ngile mali yabo, le mali yami ihlanganisiwe ndawonye. Manje ngiza kubakwazi njani ukuthi ngubani owabhadala isikwelede na? Ngacabanga ngenxa yokuthi nganginganaki nje, ngacabanga lokho akulunganga. Kule nto eyodwa kini ukuba ngiyenze lokho ayikuthi ngibuyele kumkhulu wami futhi ngimtshele lokho kwakungu-Don Willis. Ngathi, "Don, ngilahlekelwe ngamatikiti lawo, manje nansi imali yonke engilayo futhi nansi imali yabo ndawonye. ichiye lapha kukheshiya kuthi abantu lapho bengena phakathi bazakuba le risiti yokuthi ngiyemukela isikwelete sabo. Mhlawumbe abantu abahlezi khona lapha labo engiyazi ukuthi bakhona labo engaqoqa kibo ngezinsuku futhi ngangisipha irisiti liyazi kwakungamaphesenti alithumi nxa ungayekela isikwelete sakho sedlulise futhi mhlawumbe idola lengxenye sedlulise ngamasenti alithumi lanhlanu. Iningi lalabo bantu lalihlala sasithanda ukuza ndawonye futhi sikhulume futhi babekela isikwelete zabo singabhadalwanga futhi mina ngize ngikhulume kibo okwesikhatshana. Yiphi amasenti angu-15 uyazi ukuhlala phansi nje futhi ngikhulume okwesikhatshana lokuqoqa isikwelete sabo. Ngakho kwenza kwaba kubi futhi nje kwenza izikwelete zaba ziningi kangako engingazange ngenelise ukuziqoqa. Awu ngacabanga ukuthi yiyo indlela kuphela engingakwenza ngayo futhi ngavuka indawo lapho esihlala khona Dade Lawson. Angicabangi ukuthi ulapha ubemuhle kakhulu kithi futhi akathandi ukuba ngikukhulume lokho kodwa likhosikazi elilungileyo kakhulu futhi besihlala emakamelweni akhe. Kulamakamelo amabili amakamelo amancinyane ndawonye zawarenta omabili futhi mina lomkamisila langapha phakathi kwelinye ikamelo lapho engingathi ngamukela khona abantu lapho ngisenelisa futhi kule mibili imibhede yamincinyane ebambeneyo phakathi lapho. Ngavuka yena wayengakavuki futhi ngemva kwesikhatshana wavuka futhi ngambhabhayisela isandla futhi wakhangela muva futhi wacwayiza amehlo ezikhathi ezimbalwa ngathi ulele kuhle na. Wathi hathi futhi ngathi ngibe lephupho elesabekayo sibili ngangibuyele kuleyo public service company njalo ngathi kuyini engikwenzileyo. Ngiyakhumbula njengomfana omncinyane kumbe ijaha ngalandela lezo ntambo zamagetsi esalem indiana ezithiyeneyo ngangingena phakathi ngithenge ukudla kwekuseni mhlawumbe umganu wama-otsi kulelo langa elitshisayo lakho konke futhi kwakungenza nje ngigule ukuthi ngidle ukudla kwekuseni. Ngangiphosela amasenti angu-10 emalini yami yokusebenzisa emsebenzini. Umphathi omkhulu wetsha phansi futhi wathi yazi lokho abakutshoyo emhlanganweni yisiphi lezo sithuthi esingaphosela amasenti angu-10 okokudla kwekuseni. Wathi kumele nje uphosele amasenti angu-50 manje lonke liyazi amasenti angu-50 kwakuyikudla kwekuseni okukhulu kulezo nsuku. Futhi ngathi awu angidli okungako. Wathi awu abanye babo baphosela amasenti angu-50 ufanele uphosele amasenti angu-50. Ngathi awu angikusebenzisi. Wathi kuphosele phakathi kungenani lo kwakungumkhulu wami. Awu ngacabanga awu kuyini engingakwenza ngimele ngibhadale amasenti angu-50 njalo ngidle amasenti angu-10. Ngakho ngangiphuma phandle esitaladeni futhi ngithathe abantwana abancinyane ababengela kudla kwekuseni futhi ngibathathele ukudla kwekuseni kwamasenti angu-40. Ngakho-ke ngacabanga awu kuyini mhlawumbe yikho lokhu angibambele khona. Futhi ngiyakhumbula lapha ungasikudebeza bedlula kupatroli badiliza iguma lemsamo emuva lapho futhi bathi ngenisa isikwelede sakho uyazi balamalungelo okupatrola kodwa kumele babhadalele umonakalo. Ngabhala ngaphendula nje futhi ngathi awulasikwelede ngacabanga lokho kungababhadalela amasenti angu-40 mhlawumbe ngisebenzisa amadola angu-20 kumbe angu-30 ngaleso sikhathi nginika abantwana mhlawumbe lokho kuza kwenza. Ngaqhubeka ngiphupha khona-ke ngangilesihlahla esikhulu phandle lapho abantwana babedlala ngaphansi kwaso futhi kupatrola manje bapatrola ngamahelikoputa futhi-ke wangena phakathi futhi wathi pili kanjani ngokugamula lezo sihlahla. Ngathi hatshi lingasigamuli sizasiphungula. Ngathi umfowethu uthi lami siza kusiphungula. Wathi awu ngiza kuba lomuntu nje oza kuya futhi asiphungule. Ngathi manje lingasigamuli. Wathi kangiyikusigamula. Ngasuka ngathatha uhambo lapho ngiphenduka sasesiganyulelwe phansi khona-ke ngaba le ndaba yemthethwandaba ezayo uyabona. Ngathi awu nkosi lokhu kuza kukucacisa ngiyazi ngakho ngabathethelela lokho kwakulungile ngakuyekela nje kwedlula. Awu ngilokhu ngikuphupha lapho ngivuka ngokunye okusa ngathi awu into yokuqala esiyenzayo ekuseni lapho sivuka ikukhuleka ndawonye khona-ke sikhuleke lapho sisiyalala ebusuku futhi-ke emva kokuba isihambile kuyathatha ukudla kwekuseni kwabantwana ngaqala ukukhuleka. Ngathi nkosi bekufanele nganyindoda embi kakhulu kuyini engikwenzele empilweni lokho engingeke ngisuke kuleyo public service company. Ngangena phakathi futhi ngageza futhi ngaphenduka futhi enye into yayingathi ithi kimi mhlawumbe ngiyalova emsebenzini wakho. Ngacabanga lapha kuphosa kube yiminyaka engu-5 angenzanga lutho okulinda kuye nje ngimile phezulu lapho ngolunye usuku basakhela indlu entsha phezulu lapho futhi umfowethu uMosley wehla wayekhuluma ngakho ngathi leso yisipho esincinyane nje esivela kubaba wami futhi waqala kukhala ngathi uyabona wathi ngalingatshiya amakhaya enu izindlu amazwe obaba omama ngizalipha izindlu amazwe obaba omama labaphindwe ngamakhulukulu impilo lempilo elaphakade ezayo. Ngathi bona nganyimele ngithiye ithabhanekele engilithanda kakhulu ikhaya lami inkosi eyangipha lona phezulu lapho ngenza okokulithiya wangibuyisela njengokunginika leli. Ngathi uyamangalisa uyabona futhi waqala ukukhala awu ngathi ngenza okokuphuma phandle lapha futhi ngizehlukanise ngibuye kulolu gwadule futhi ngacabanga angazi ukuthi kungani uNkulunkulu engiletha kulolu gwadule phandle lapha okungelalutho kuphela inkume lenunu ogila. Akusiyigwadule kuphela kuyatshisa kodwa lugwadule ngokomoya. O minabo akula mpilo kamoya ngithola kancane emabandleni bamelana ngani awukaze ubone okunjalo empilweni yakho. Asila ngitsho ibandla lokuya khona kumbe ulutho futhi-ke lapho abantu baphosa babhubhe ngokukamoya. Ngiyakunanzelela ebantwini abaphuma besiza lapho ngibona ukwahlukana okuphakathi kwabo ngikukhangele futhi ke Hlala ungaphansi komoya kaNkuluNkulu futhi impilo yakho iyatabusa, iyathambeka njengamanzi aletha lokhu utshani lamashumira abuthakathaka. Nxa lokhu utshani iArizona kungeke kukhule, lezi izihlahla zizakuba ngamadorofiya. Lawo mahlamvu ayapheqeka nje futhi ahlabe. Yiyo indlela okuyiyo nxa uwomile ebandleni wonke umuntu uhlaba omunye lomunye uyazi. Futhi bona, kumele ube lamanzi abuthakathaka ezulu akuthambise futhi enze amahlamvu lomthunzi kusihambi esedlulayo. Futhi ke, enye into yathi kimi, mhlawumbe uyalova emsebenzini kaNkulunkulu. Ngakho ngakhulekela umbono. Futhi umida wangitholela iBhayibheli elitsha nje, lo mfowethu Brown ovela phezulu e-Ohio wangitholela iBhayibheli elitsha. Bobabili ngasikhathi sinye ngekhisimusi. Ngahamba futhi ngathola elinye lamabhayibhili amatsha, ngathi Nkosi, ensukwini ezedluleyo wawule uRimi Thumini. Manje lalelani, mangithi lokhu. Yebo abenzi, lokhu akusikho ukuthepha lumhlangano. Isizathu ngibuza, ngikhuluma lokhu. Mangithi lingenzi lokhu, akusinto enhle. Kodwa ngathi Nkosi, wakuvame ukuba lapho umpuphi ephupha iphupho. Ukuthi babelihambisa phansi kuRimi Thumini, futhi balikhulume. Futhi nxa i uRimi Thumini yabaneka ukukhanya emuva, ukukhanya komoya, iphupho laliyiqiniso. Ngathi kodwa lobo buphristi laleyo uRimi Thumini isusiwe, iBhayibheli lakho yiUrimi Thumini manje. Nkosi, mangingakwenzi lokhu njalo, kodwa ngikucelile futhi ngakhuleka kuwe ukungipha umbono. Khuluma lami mayelana lokuthi kungani ngiphupha amaphupho lawa, futhi kuyini engikwenzileyo. Nxa ngilimazile, nxa ngenze loba yini kuloba ngubani emhlabeni, ngivumela ngibe kwazi. Ngizahamba ngiye kulungisisa. Nxa ngilesi kweleto se-public service company, nxa ngenze into embi kibo, kumbe loba nguphi omunye umuntu, nxa ngenze enye into embi kuwe, ngenze ngibe kwazi. Ngifuna ukuyilungisisa. Asikulungisiseni manje. Ungalindeli kuze kube emva kwesikhatshana, ungabe sekungasela sikhathi. Asikwenzeni manje. Futhi ngathi ngeqiniso kulenye into kuleli lizwi likaNkulunkulu kusukela kuGenesisi kusiya kusambulo, ukuthi esinye isimilo phakathi lapho osebenza laso kuza kuba ngesisekelo esifanayo esiza kuba ngumbuzo wami. Nxa omunye umuntu wenza olunye olutho futhi wamlanda ngakho, khona-ke mangivule kuleyo ndawo eBhayibhelini. Futhi nxa omunye umuntu loba yini abakwenzayo kuza kweyama indlela yami, lapho engenze khona ukuthi kumbe enye into ofuna ngiyenze, kumbe ngingakwenzanga, mangibone isimilo eBhayibhelini njengalokho. Futhi ngavala amehlo ami, ngavumela iBhayibheli livuleke nje, ngafaka umuno wami embhalweni, Genesis 24:7. U-Eliyeza, inceku u-Abrahama ethembekileyo, inceku eyisibonelo seBhayibheli, ethunywe ukuyazingela umlobokazi ka-Isaka, umqando wangingena. Sibili, lokho ngokwami, lokho kuhambelana lombiko wami wonke, udonsela phandle umlobokazi. Wathi funga ukuthi awusoze uthathe umlobokazi kulaba, kodwa hamba ebantwini bami. Wathi aluka mfazi engasoze abuye lami. Wathi khona-ke ukhululekile kulesi isifungo. Wathi, futhi uNkulunkulu wasezulwini uzathumela ingelosi yakhe phambi kwakho ukukuqondisa. Waphuma khona nta futhi waqala ukukhuleka, futhi wahlangana loRebeka omuhle owaba ngumlobokazi ka-Isaka. Umbiko opheleleyo nje, buyela elizwini, hamba uyethatha lowo mlobokazi. Lowo ngumlandu, yikho lokho engingakho lapha, yikho lokho engizama kukwenza, ikubiza umlobokazi. Kumbula eCalifornia lapho, lokho kukhulumisana komlobokazi kubonakaliswa ngaphambili, ngangilakho lapha, ukuthi lo mlobokazi wabuya njani kuqala, futhi wambona esedlula. Khona-ke nangwe esiza unkosazana America, unkosazana Asia, futhi lakho konke. Into ekhangeleka imbi kakhulu. Futhi-ke mlobokazi ofanayo wadlula njalo. Omunye wabo waphuma phandle kwesitepu, futhi ngangimbuyisela kusitepu, ababili babo kwakuyikho. Futhi yikho lokho engangimele ngikwenze, ngigcine lowo mlobokazi ekusitepu, ngizingele lowo muntu. Ngathi Nkulunkulu, sengibiyela ekhaya, ngivuselele izifungo zami njalo, futhi ngiqalise kakutsha. Ngakho yikho lokho esitshela ukukwenza, yikho lokho engikulandileyo lapha. Ngicabanga kungaba yinto enhle nxa senza lokhu. Siqalise mhlaka 18 iviki elandelayo, isonto elandelayo ekuseni, isonto elandelayo ebusuku, isonto elandelayo, lesonto elandelayo. Bangaki abacabanga ukuthi lokho kungaba yinto enhle? Ngiyabonga. Manje ngifuna ukuthi lingenzele olunye olutho. Ngalazise abantu abathile ukuthi kuza kuba khona umhlangano mhlaka 28. Baziseni kakutsha njalo ukuthi asenelisanga ukukwenza. Batsheleni libabhalele incwadi kumbe enye into. Kasifuni abantu ukuthi babuye futhi badane, kodwa asenelisanga ukuthola iholu. Ubona, asenelisanga ukuyithola. Futhi-ke ngoba mhlangano wokugcina, ngicabanga sasilabaningi phezulu lapho. Lento yonke, bona nje, ngiyakwazi ukuthi umphakathi unjani. Futhi ba, siphila nje ensukwini zokugcina, yikho kuphela. Futhi bayatsho ukuthi abantu bayangena futhi bephazamisa isikolo, futhi babelapho ngokuphangisa, futhi benza lokhu kumbe lokho kumbe enye into okunye. Futhi indawo yayiminyene kakhulu, futhi obona ngezokucitha umlilo wenza lokhu lalokho. Futhi liyazi. Ngakho sizabeka lezo zitsha lalezo mpondo, ngifuna ukuzifaka phakathi. Ngalitshela ukuthi ngizakwenza. Zabuya ngaphansi kwenye into, kanjalo lezi zitsha zabuya ngalapho, ukukhala kwempondo. Kodwa sifuna ukuthatha isifundo sonke siqonde khona kanye futhi sikulethe sikubophanise ndawonye. Abangaki ababalele loba yikuphi kwamfowethu Vele ekubhaleni kakutsha lokho futhi kukulungisa lokungilolongela ulimi? Ikubalile loba yikuphi kwakho? Ikwenzile ababili kumbe abathathu benu? Ngicabanga ukuthi wenze umsebenzi oqotho mfowethu Vele, umsebenzi oqotho. Wena ngicabanga ukuthi udade Vele ukwenzile futhi ubhale phansi. Wayeyi. Bona ngilwisani labaphazi izikhathi zonke nginjalo yini dade Vele. Ngakho manje kasi okwemizuzu elandelayo engu-1520 sibale umbhalo lapha. Futhi ngile bhuku elincinyane lapha. Ngatshela ngiyakholwa kwakungumfowethu Vele kumbe kwakungubani. Kumbe ngiyakholwa kwakungu-Roy Bordas. Umfowethu Vele ungithengele ibhuku. Ngifuna ukwenza ibhuku elincane lesifundo. Kodwa nxa loba ngubani wake wakhangela kulokhu engikubiza amanothi. Njenganxa ngifuna ukuthumela ngenkanyezi yokuza ngizadweba inkanyezi. Futhi nxa ngifuna ukuthumela enye into mayelana. Ngenza konke ngemifanekiso lapha, imidwebo. Akula muntu ongabakwazi lokho okwakuyikho. Lapho ngiphumile futhi ngicabange ngolinye olutho. Kumele ngitshayela emgaqweni kwesinye isikhathi imoto esekaphezulu laphansi. Futhi ngizabhala lokhu phansi. Futhi ngithi lokhu lalokho. Futhi ngenze amasayini amancinyane. Lesiphambano lamabholohole lenhlobo zonke zezinto. Njengalokhu ngifuna ukuthumela ngokwehla kwenkanyezi. Futhi ngiyafaka ipiramidi, ngidwebe phandle lapha futhi ngifake inkanyezi lemicijo emihlanu kaDavid yashetha phezu kwayo. Futhi ngiyazi lapho engiyakhona embhalweni njengalokhu. Futhi uMose into ethile ayenzayo. Ngenze nje izinyathelo zengalukhuni zifanani. Ngilokhu mbala kwakho phakathi lapha. Futhi ngacabanga lokhu kuza. Ngemuva le lapho ngicabanga ukuthi ngizakhuluma ngalesi sifundo kwemizuzu emilutshwana lapha. Mayelana lenothi mhlawumbe kungangithatha imizuzu engu-20. Futhi ke ngangiyikuthatha inkonzo kamfowethu Nevali lobu busuku. Ngizaphumula lobu busuku ngimlalele. Futhi ke inkosi ithanda, isonto elandelayo ekuseni sizaqala inkonzo. Futhi lonke lingisize futhi sizakhuleka ngoba kwakusenhliziyweni yami ukuzama. Bathi awu, singahamba eLouisville kumbe sihambe phansi eNew Albany. Kodwa umhlangano womele ube ngoweJeffersonville. Ngizahamba eLouisville leNew Albany ezikhathini ezehlukeneyo. Kodwa lokhu kufanele kube lapha eJeffersonville. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu okomzuzu nje lapho sisa bengikhuluma kini lapha kwemizuzu engaba ngu-30. Kasikhulumeni layo okwesikhatshana. Nkosi Jesu, thina singabantu ngeqiniso ababusisiweyo ngaphezu kokucabanga kwethu, ngaphezu kokuzwisisa kwethu. Ngoba nxa kwakulomhlonitshwa phakathi kwethu njengomuntu ovela kwelinye ilizwe kumbe isazi sezombusazwe esithile, singacabanga ukuthi kwakukukhulu ukuba lo muntu onjalo ohloniphekayo phakathi kwethu. Kodwa lamuhla silo nkulunkulu wezulwini, hathi elathi kuphela kodwa ephakathi kwethu, ehlala ephila impilo yakhe ngathi. Futhi silokubonga ngalokhu Nkosi, kungaphezu kokuzwisisa kwethu. Yebo sibili. Kodwa khathesi sikhuluma ngokuthi yiziphi inkonzo futhi sisiya e-Afrika lezinto ebesizama ukuhlela okwalezi nsuku ezimbalwa lapha e-Indiana. Futhi ngenye indlela kumbe okunye Nkosi, kungaba uyasifuqela kulelo thende ukwenza lowo mbono ugcwaliseke. Ngakho intando yakho yenziwe, sikunikele ngale ndlela ngokuzwisisa kwethu okukhulu. Ngakho siyakhuleka Nkosi, nxa kungaba lolutho oluphambene le ntando yakho uzakwazisa kithi ukuze sibe kwazi ukwenza intando yakho epheleleyo. Manje sibusise kule imizuzu emilutshwana elandelayo. Khuluma lathi ngelizwi lakho Nkosi, ngoba ilizwi lakho liqiniso. Sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Asivuleni eBhayibhilini kuMakho isahluko 8. Okunini lapho elivame khona ukuphuma ngo-12 nta. Akulungile. Manje umbiko omfitshane nje lapha engingakhuluma kini ngelizwi emva kokufakaza ngakho ngali lokunjalo. UMakho isahluko 8 futhi asiqaliseni ngokungaba indima 34 kusiya kwe-38. Sithatha e-38 lakho konke kwaleso sahluko. Ngithanda ukubala lokho akutshoyo ngoba ngiyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso. Manje futhi lapho esebizele abantu kuye kanye labafundi bakhe futhi wathi kubo, loba ngubani ozabuya emva kwami makazidele sibi sakhe futhi athathe isiphambano sakhe futhi angilandele. Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela. Loba ngubani olahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami levangeli uzayisindisa. Ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke futhi alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe? Loba ngubani ozakuba lenhloni ngami lamazwi ami kulesi isizukulwane esifebayo lesonakeleyo? Ngaye futhi indodana yomuntu layo izakuba lenhloni lapho esiza enkazimulweni kayise kanye lengilosi ezingcwele.
Ngifuna ukuthatha isihloko esincinyane sivela lapho. Ngathi ngabizwa njalo sithi inhloni. Uyazi. Ngiyakuthanda lokho. Loba ngubani olenhloni ngami, lamazi ami. Ngiza kuba lenhloni ngaye. Manje. Ibala. Inhloni lingachaziswa futhi ukuyangeka. Uyazi into leyo ukhangelane lento oyangekayo ngayo. Ukuba lenhloni. Ukuthi enye into ukuba lenhloni okukwenzayo. Uyatshengisa ukuthi kawuqinisekanga ngalokho okhuluma ngakho. Ngawusazi lokho okhuluma ngakho. Futhi ube lesiqiniseko sokuthi uyakwazi lokho okhuluma ngakho. Ungatshela loba ngubani lokho. Awula nhloni. Kodwa nxa usizwa uyangiswa, uyangeka. Uyatshengisa ukuthi kawuqinisekanga. Uyananzelela. Kulokunengi kwalokho lamuhla, ikakhulu. Ngesifundo engikhuluma ngaso, inhloni ngelizwi. Manje naleli zwi bangofanayo. Ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu. Futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu, ofanayo izolo lamhlala nini nini. Ngakho loba ngubani olenhloni ngami lelizwi lami, uthi yena lelizwi lakhe bamunye. Ngakho ukuba lenhloni ngelizwi lakhe. Ngakulezi izizukulwane esigcwele isono samanje. Ngiza kuba lenhloni ngaye. Manje. Siyananzelela lamuhla. Nga omunye esithi, ungumKristu na. Kuyinto edumileyo kangako sibili. Uthi, ngingumKristu. Ubona. Kodwa uyalikholwa yini ilizwi likaNkulunkulu? Lapho elathi lezi zibonakaliso zabalandela labo abakholwayo. Ngitsho lobuso babafundisi buba lenhloni. Bona. Ulenhloni ngo. Sithi ngokusiliswa kwaphezulu. Ulenhloni ngevangeli eligcweleyo. Ulenhloni na ngesehlakalo sakho sePentecosti. Lokho yikuba lenhloni ngelizwi lakhe. Lelo ilizwi lakhe lenziwe laba yinyama kuwe. Ngakho ilizwi lakhe kumele liziphile kuso sonke isizukulwane. Laziphila ensukwini zikaMose. Ngoba kulolo suku iBhayibheli lathi kumaHebheru isahluko 1. UNkulunkulu ngezikhathi zendulo langendlela ezithiyeneyo wakhuluma kubobaba ngabaprofethi. Futhi labo abaprofethi ibandla lathilana. Okokuthi labo abaprofethi lezo zithunywa zikaNkulunkulu ezilezibindi zeza zingelabandla zingelanhlanganiso yesonto zingelanhlanganiso zingelalutho zayeyisa amakhosi imibuso amandla lakho konke. Lapho abapristi balethwa phambi kwabapristi babengelanhloni. Ngoba babelo itsho kanje inkosi ngqo. Nxa unanzelela umprofethi ngomuzwa munye welizwi kutestamente elidala lapho esithi itsho kanje inkosi, khathesi umkhangele ungena phakathi komutsho wokuthatha indawo kaNkulunkulu. Uyananzelela lapho ebeka phambi kwakhe itsho kanje inkosi, wawela khona kuNkulunkulu futhi wenza njengoNkulunkulu. Kona ke wanikeza umbiko wakhe okwakunguNkulunkulu ekhuluma ngaye. Itsho kanje inkosi. Ngicabanga abaprofethi bakudala lapho besizala lo mbiko. Futhi wayangisa amakhosi. Futhi wenza abantu bazizwe bengahlalisekanga. Abapristi ngitsho. Babesizwa bengahlalisekanga ngoba babefanele babe ngabakhokheli. Amadoda enkolo. Futhi lapho be ilizwi leza ngaleyo ndlela. Kwabaveza obala. Futhi bezwa beyangeka kumbe belenhloni. Futhi izikhathi eziningi siyakubona lokho. Hathi eziningi kanenginengi lamuhla. Le ndoda uthi ngingumKristu. Sewemukela umoya ongcwele selokhu wakholwayo. Oha. Uyabona bayayangeka ngakho. Omunye uthi ungalelo qembu phezulu lapho elenza konke lokho okumemeza. Futhi zonke lezo zinto zokusilisa kwaNkulunkulu. Izikhathi eziningi amaKristu ayekubalekela. Bafuna ukumemezela nxa belenhlanganiso yesonto. Manje ngingumBaptist, ngingumPresbyterian, ngingumLutheran. Ngabalanhloni ngalokho. Kodwa lapho okusizayo kubeni ngumKristu ongathatha ilizwi likaNkulunkulu ngendlela nje eliyiyo. Khona ke baba balenhloni. Angisuya waloba yiphi inhlanganiso yesonto. Ubona. Baba balenhloni ukukhuluma lokho. Bamele babe njengomhlaba wonke. Bemelwe ngenye inhlanganiso. Manje lokho nje kusanda ukungena kulokho ensukwini zikaLuther.
ukuzinanzelela njengomlutharini kumbe mlandeli kaluther awu waphasa kwatsho ukufa ngebandla lekatolika ensukwini zikawesley ukwazi ukuthi wayise ebandla le-anglikeni waphosa kwaba yisijeziso sokufa ngama-anglikeni ukumemezela ukuthi wawungumethodisti ensukwini zepentekosti wakuyangisa phose ukuthi wawungumpentekosti ngoba wawubalwa ngokuphangisa ukuthi ungumdiqiki ongcwele kumbe isikhulumisendini kumbe enye into enjengalokho manje benza inhlanganiso ukuthi bangena phakathi leqembu lonke manje lapho isikhathi sokubizela phandle sibuya ukuthi awusiwo loba yikuphi kudumile kakhulu ukuthi uthi ngingumpentekosti kudumile kakhulu ukuthi uthi ngingumpresbyterian lutheran kodwa aluka kusiza esikhathini lapho ozamele uphume kuthi umele ilizwi kangile engingena kuyo lokho kwayangisa ujesu wathi manje nxa ule nhloni ngami khona-ke ngizakuba nenhloni ngawe kungani ele nhloni ngawe ngoba uzitsho ukuba ngowakhe lapho ungasoze umlandele aluba ngathi lumfana omncinyane uyindodana yami uyachibilika futhi athi ubani mina ngiba indodana yakho ucabanga ukuthi ngingubani kungangiyangisa ngingakwenza endodaneni yakho futhi iyo indlela lokho okuthiwa yisikristu lamuhla kuba kubiza ibizo lenhlanganiso yesonto okulungile bayamukela kubaba benhlanganiso yesonto kodwa lapho kusiza ekwamukeleni ububaba belizwi likankulunkulu ukristu hatshi bayayangeka kabafuni ukuthi yebo ngakhuluma ngendimi yebo ngiyabona imibono yebo ngiyakholwa ekusilisweni ngunkulunkulu yebo ngiyadumisa inkosi ngikhululiwe kuyo yonke inhlanganiso kangikhothameli phansi kuloba yiphi yakhona ngiyinceku kakristu oh minabo lokho kwakungabadabula nje babe yiziqa ngobunye obusuku isikhulumi esikhulu sabuya phakathi kwamadoda angosomabhizimisi be-full gospel e-chicago mangime lapha nje okomzuzu ukukhuluma lokhu lingiqoleli kodwa izikhathi eziningi uyacabanga futhi lami ngiyakwenza lokho esikhuluma ngakho iqiniso lebhayibhili kalihambi phakathi kwabantu kodwa liyakwenza okwesinye isikhathi bayamelana lalo kodwa kabazimiselanga ukukwenza bazama ukufumana lapho ome khona njengendaba eyayimayelana leqembu lezidakwa bephikisana ukuthi kwakungela nto njengesikristu indoda eyodwa yathi ngiyazi lapho okulo yedwa lowo ngumkami wathi awo kangikukholwa wathi wozani siza sonke kasenzeni sengathi sidakiwe sibili baya phezulu lapho endlini futhi benza konke ababengakwenza futhi wabatshela ukuba baphekele amaqanda futhi-ke wawaphosela phandle esibuyeni futhi wathi uyazi ungcono kulokupheka amaqanda ami njengalokho iqhubeka endlini futhi baya kwelinye ikamelo bawela phezu kwesihlalo bezwa umuntu phandle le ekuthanyela engakhulumi lutho esithi ezihlabelela ingoma kumele ujesu athwale isiphambano yedwa futhi umhlaba wonke ukhululeke kulesiphambano somuntu wonke futhi kulesiphambano sami futhi lesi siphambano esingcwelisiweyo ngizasithwala ukuze kuthi ukufa kungikhulule futhi-ke ngihambe ekhaya umqhele ukuwugqoka leso isidakwa esidala sathi kuyini engikutshele khona wathi ungumkristu bona babemlinga kuphela futhi kwezinye izikhathi umhlaba ngiqumene uyakulinga ngakho kangizange ngicabange ukuthi lokhu kuzakwenzakala kodwa ngomgqibelo odlileyo ebusuku ngiyakholwa kwakuyiwo kumbe ngesonto ebusuku isikhulumi esikhulu angifundisi ukuqamba amabizo abantu kodwa uyazama ukusebenza khona kanye ngokuphambeneyo ngiyazama ukususa lawo mabandla phandle kwengqubo yomanyano wamabandla futhi lindoda izama ukuwafaka phakathi lapho ngakho wayikhulumela amadoda angosomabhizimusi esikristu lowo engangifanele ngibe nomhlangano e-chicago futhi ngacabanga ukuthi ngiza kuba se-afrika kuleso sikhathi ngakho ngangingeke ngiwuthathe lindoda yathi yafika phezulu lapho futhi yathi ingqubo enkulu into enkulu kulazo zonke emhlabeni manje eke yaba khona amabandla wonke abuyela ebandleni lekatolika kungqubo kamanyano futhi amakatolika azakwamukela umoya ongcwele ngumjibila bani kadeveli futhi lumkhokheli umfowethu shakareni umongameli wamadoda angosomabhizimusi bezizwe zonke wasukuma futhi wathi emva kokuba indoda ezihlezi phansi yathi leyo kayisiyo indlela esikuzwe ngayo wathi umfowethu branham usitshelile ukuthi lingqubo kamanyano iza kubaqhubela bonke kuphawu lwesilo futhi indoda ehlezi kupulatifomu yathi kuza kubahambisa kuphawu lwesilo futhi wathi sibalela ukukholwa lokho akutshoyo kuliqiniso futhi wathi bangakikini abangathanda ukuzwa umfowethu branham esiza futhi alinike icele leqiniso lakho phakamani futhi kwakulezi nkulungwane ezinhlanu lokunye zabantu bamemeza futhi bakhala ukuthi nje ngibuye usuku olulodwa usuku olulodwa umfowethu carl williams wangibiza wathi mfowethu branham mfana ngahamba phakathi kwalelo qubu wathi babe le nqumbi yemali ikhulu lemali yamadola isezandleni zami ukukutholela itikiti lendizamtshina lapha lokuphenduka bona okosuku olulodwa nje Bona, labo bantu. Lelo lizwi liyachona lapho kwesinye isikhathi asikwazi bona. Kodwa bona lapho sibili kungela ndaba ukuthi umhlaba umelana lakho okunganani, intanganiso zamasonto zimelana lakho okunganani. UNkulunkulu uyakufakaza ukuba liqiniso. Lapho ihola elikhulu ekuqineni lichaya. Izinto zizakwenzakala mhlawumbe lezo esingazange sicabange ngazo. Yebo kuyatshengisa ukuba awula qiniso, nxa uyangeka. Ngakho ungangcono ungaxoxisi ifundo. Nxa uza kuba lentoni ngakho, ungeke wathanda ukuxoxa ngakho, uyathula ngakho. Kodwa umuntu ogcwaliswe ngomoya ongcwele angenza kanjani? Umuntu ogcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu angenza kanjani? Lothando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Khuluma lo muntu inizuzu embalwa. Futhi engakhulumi lutho. Alolo thando olusenhliziyweni yakhe. Bona, lenye into leyo eyenzakalayo awungeke ukwenze. Lolu yilo kumele kube yilolo suku olubi uJesu akhuluma ngalo. Abantu balenhloni ngelizwi lomoya kaNkulunkulu lo osebenza phakathi kwabo. Kodwa lapho iqiniso lisenziwa sobala ebantwini. UNkulunkulu khona ke ngokwakhe ezambula ngokwakhe ngelizwi. Manje loba nguphi umuntu angenza loba yisiphi isitsho futhi sibe lakho kulezi nsuku lapho okubele izitsho eziningi ezatshiwoyo. Ukuthi bekukubi. Kodwa uyabona, nga kule qiniso, kumele libe ngelizwi. Ngoba bathi babe lentobo zonke zezinto zamafutha geleza phakathi kwabantu legazi ezandleni zabo. Futhi abafazi emihlane yabo kuleli gazi. Futhi ligeleza phansi ezicathulweni zabo. Futhi baphakamise izicathulo zabo futhi bathulule amafutha phandle. Futhi amaxoxo eseqa futhi egquma-gquma phansi kuplatifomu lentobo zonke zezinto kanjalo. Akula nto enjengaleyo eBhayibhilini. Akula sithembiso sento enjengaleyo eBhayibhilini. Ukuphela lathi ensukwini zokuqina umoya uza kuba seduze kakhulu okokuthi ungakhothisa abakhethiwe enqa kwakusenzeka. Kodwa akula mbhalo walokho. Kodwa lapho kusiza eqinisweni ilizwi likaNkulunkulu elingaxutshaniswanga liqinisiwe nguNkulunkulu. Kukhangeleka kuyangisa elinye iqembu ohlangothini olujulisa amalawulo. Bona kulokhu uyangeka ngakho. Kodwa ibuqotho endodeni kumbe umfazi umfana kumbe inkazana lowo ngumKristu oqotho. Lapho uNkulunkulu esenza isithembiso sobhabhathizo lukamoya ongcwele futhi liwamukele kule nto ehlalisekayo phakathi kwakho okokuthi akulalutho oluthatha indawo yalo. Lapho umuntu ehlangana lo nkulunkulu hathi omunye umsebenzi wamadabuzane okunye okuthiseka kumbe enye imfundiso yenkolo enye ikhathekazi kumbe imvumankolo imfundiso nkolo leyo ayemukeleyo ukuba yinduduzo kusibi sakhe. Kodwa lapho esiza endaweni sibili njengoMose akwenzayo ngemuva kwenkangala ahambe ubuso ngobuso lo nkulunkulu uSomandla futhi ubone ilizwi likhuluma kuwe khona kanye lelizwi lesithembiso sehola kulenye into eyenzayo kuwe. Ubona awula nhloni ngakho kwenza enye into kuwe manje. Akazikhangeleni manje okwemizuzu nje engu-15 elandelayo. Kulabantu abemukela isehlakalo esinjalo. Futhi njengoba ngikhuluma kini lamuhla, hathi njengebandla kumbe njengenhlanganiso yesonto, ngikhuluma kini njengomuntu ngamunye. Hathi ngoba libuye lapha kuleli thabhanekeli, ngoba ngiyalithanda futhi liyangithanda. Hathi ngenxa yalokho, mangikhulume kini njengomuntu ofayo. Ukuthi ngolunye usuku kufanele ukuya ekugcineni kwalimpilo futhi ngingeke ngibe khona lapho futhi omnye umthumayele ngeke lakuba lapho kodwa kulo yedwa kuphela lo ongahlangana lawe lapho futhi lo nguNkulunkulu futhi ulalele kukho futhi kungayisikho loba umkami ungumKristu olungileyo kumbe umkami ungumKristu olungileyo kodwa ngiqondile nalo uNkulunkulu ngihlangane lo nkulunkulu kanjalo na. Hathi ngoba umalusi wami wahlangana lo nkulunkulu kumbe ngoba umdikoni wami wahlangana lo nkulunkulu kodwa ngabe ngahlangana laye na. Hathi ngoba ngamemeza. Hathi ngoba ngakhuluma ngendimi kodwa ngoba ngahlangana laye njengomuntu. Kona-ke kawusoze ube lenhloni ngalokho. Kulenye into epheleleyo kangako lemsulwa futhi eliqiniso. Futhi khumbula ungahlangana lo moya ongenza njengoNkulunkulu. Ungahlangana lo moya ongenza lokho kumbe okunye. Ukulandele kancinyane futhi ubone ukuthi kuqathaniseka kanjani lelizwi likaNkulunkulu. Ungahlangana lo moya ongakutshela ukuthi usindisiwe futhi ukuphe umuzwa wenkazimulo futhi ungamemeza futhi uklabalale. Kona-ke lapho siza ekulandeleni ilizwi. Umoya ongcwele ungenza kanjani? Wabhala ilizwi alandule ilizwi lakhe uqobo. Lo moya kumele uqinise zonke izithembiso zikaNkulunkulu ngoAmen. Ngakungenjalo khona ke awukaze uhlangane loNkulunkulu wahlangana lomoya okwatisayo. Uthi umntaba ugcwele ngakho lamuhla. Ukodwa lapho ubona uNkulunkulu esehla phansi futhi esenza isitsho ukuthi uzakwenza into ethile khona ke iyaphenduka futhi ikwenze lokho isikhathi ngesikhathi ngesikhathi. Khona ke ulo moya oqotho kaNkulunkulu. Umoya ungaba kanjani emuntwini? Umoya ongcwele wabhala iBhayibheli khona ke aphenduke futhi alilandule. Lokhu akusikho, lokho kwakungokolunye usuku. Wathi isithembiso ngesenu lakubantwana benu lakubo abakude. Labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Lokho kwakuyimisebenzi 238. Umoya ungamukela kanjani ulutho olwehlukeneyo kulokho? Futhi ube ngokaNkulunkulu. Lapho amaHebheru 13:8 athi uJesu Kristu uyafana izolo lamhlala nini nini. Aluba omunye umuntu wathi, oh ngiyakholwa wayengumcabangi, wayeyindoda elungileyo, wayengumprofethi. Kodwa okwamandla akhe, ngangikhuluma ngobunye obusuku. Lo George Smith, umfana ohamba lendodakazi yami uRebecca, umntwana omuhle, wahlabela lapha eTabanekeli. Umfana weBaptist owathatha nje wakhuluma, susa ibizo lami kuleyo nto, angifuni lutho lokwenza ngakho. Futhi kwakukhona ikhosikazi elincinyane ngabe siba lomhlangano omkhulu leli bandla elithile leBaptist phezulu emaqaqeni. Futhi bamelana lami ngokuqinileyo kakhulu. Bonke babo phandle lapho. Futhi kungekho mayelana ngabala lutho lokumelana lami kumelana laleli lizwi. Mina njengomuntu wakulantu abangayitho ngami angikaze ngibenzele okubi. Kodwa lokho yikho abakwesabayo. Bona. Manje sasi babela lomhlangano phezulu lapho bengisitho futhi babelakho bakuza kuba lomishinari ukuthatha busuku obuthathu bokugcina abala umhlangano omkhulu phezulu emaqaqeni lapho kwakuqandelela khona. Okwenzakala ukuba lomishinari wasukuma futhi wabuya kumakho 16 futhi wathi kula bantu abaningi lamunye abangakholwa ekusiliswani nguNkulunkulu. Wathi ngangise India, ngingumdiya. Futhi ngangise India, lapho umuntu lapha United States obizwa ngumfoti Branham wabuya. Umalisi waqala ukuhamba. Wathi umkami wayesipha ngemvukuzane. Ngangiyisipofu kumbe enye into enjengalokho. Wakhulekela. Omunye wethu lomunye wambiza embuthanweni engazi ngijola imilo yethu. Futhi wakhuluma amandla kaNkulunkulu. Futhi wathi silapha, sisilisiwe. Awu, bazama ukumthulisa, babengeke bakwenze. Lokho ubona khona imhlangano wenu wabo uqobo khona ke baphika noba yini futhi abanye babantu ngithi owami udade walumfana bona bephansi babengela ngitsho lutho lokutsho babefuna ukwazi nxa wayengaxhumananga ngenye indlela babengehla ukukufumana. Omunye wamakhosikazi wathi, awu ngiyakukholwa. URebecca lo George bahamba ukuyabona leli khosikazi futhi wahamba futhi wathatha inkazana eyayigula sengathi kakwananga kancinyane. Ngakho bangenza ngabuya ngalapho ukuzobona inkazana ngobunye obusuku. Futhi ngahamba khona le khosikazi elincinyane lalikezi lapho njalo ngathi, ulikholwa na? Wathi hathi angikwazi loba nginguye kumbe hathi. Awu wayengesikho ukuba kakwananga. Umoya nje kadeveli kabakunanzeleli. Bona kuthatha wena futhi awukwazi. Uyabuya khona kuyabudlangudlangu. Uyamkhulela umuntu futhi kabakwazi. Abafazi abahamba phandle lapha esitaladeni begqoke kaphudula laba kabakunanzeleli. Bangabe benjalo. Bangakwenza bazame baphakaze futhi bafunge kukho. Ukuthi kabakaze benze ububi kuba umkabo kumbe okunjalo kanjalo. Kodwa enhlizweni yabo kabakunanzeleli. Kodwa umoya kadeveli usubathumbile. Bathunjiwa yiwo. Kungani umfazi efuna ukuhlubula impahla zakhe azihlubule phambi kwendoda? Kulo muntu oyedwa kuphela wakwenzayo eBhayibhelini futhi babehlanya. Abanye bazama ukuzimboza. Abananzeleli kulo buqili. Ngiyakhwetisa kangako. Kumele ukhangele uzilinganise lelizwi likaNkulunkulu futhi ubone lapho ome khona. Leli khosikazi elincinyane lathi, oh bangitshela ukuthi nga babhathizwa lapho ngisase ngumntwana. Wathi angazi loba ngingakholwa leyo nto kumbe hathi. Ngathi kawukholwa yini uJesu Kristu? Futhi wathi, awu angazi loba ngiyakwenza kumbe hathi. Wathi okunye kwalokho okukhotisa ngikukholwa. Ngathi, awu yebo sibili kawukholwa izinto zokukhotisa. Ngathi kodwa uyakholwa ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu? Oh wathi wayengabe enjalo. Ngathi futhi ngathi, uyakholwa ukuthi uyafana lamuhla uNkulunkulu ongakusindisa na? Wathi kulalokho lapho okumayelana lapho ngezimangaliso lento enjalo akangikholwa lutho ngakho. Futhi ngathi, kuyini ongakwenza nxa wawuhlezi emhlanganweni futhi ubone uNkulunkulu umoya ongcwele okunguNkulunkulu kuphela okhona esebenza phakathi kwabantu? uNkulunkulu ekubaba insika yomlilo labaprofeti uNkulunkulu endodaneni yakhe khona ke uNkulunkulu esebantwini bakhe izifanekiso zikaNkulunkulu nje uNkulunkulu oyedwa omkhulu omboza yilapha kade ngathi kuyini ongakubona nxa yena phakathi kwabantu bakhe wenza izipofu ukubona izacuthe ukuzwa akhangele phezu kombuthano futhi atshela abantu lokhu okwakuphambanisekile ngabo futhi njengoba wakwenza lapho elapha emhlabeni wathi ngiyakholwa kungabe kuyikufunzelela kwezinkanyezi ngathi usesimeni esibi ukwedlula bengicabanga ukuthi unjalo wawungabe ungcono aluba wawuhlanya bona wawungeke wabekwe icala kodwa ngathi uthunjwe njengumoya omubi ngathi lapho ujesu etshela umfazi emthonjeni mayelana ngamadoda akhe lapho ekhangela phezu kwabantu futhi wazi imicabango yabo ungabiza lokho imfunzelelo yezinkanyezi ubona ugoqelwe nje kangako phakathi kwenhlanganiso yesonto ebizwa ngokuthi Lutheran okokuthi loba yikuyini okuphambenela lokho kuyabe kungayisikho manje uNkulunkulu ufuna umuntu ogoqelwe elizwini loba yini okuphambenela lokho akusikho ujesu wathi makuthi lonke elizwi lomuntu libe ngamanga futhi elami libe liqiniso okwakule ndoda esikhathini sesayensi sibili obizwa nguNowa wayengelanhloni ngelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wahlangana laye futhi wakhuluma laye wabakwazi ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi wathi lizakuna lalingakazeline kodwa wakholwa ukuthi lalizakuna futhi ukholo ayelalo wayengelanhloni ukulisebenzisa wathatha iminyaka engu-120 ukokha umkhumbi lapho umhlaba umelana laye wayengelanhloni ngelizwi likaNkulunkulu ngosuku lwakhe uNkulunkulu wamsindisa le ndlu yakhe ngakho kwakule kwabonakala kanganani kuyibula kwabanye abantu kodwa kuye wayehlanganelwa uNkulunkulu akula ndaba omunye wayengowesayensi kanganani lokho kwakuphambeni ukuthi kwathiwa kanjani kwakungeke kwenzakale kwakungeke kwenzakale wahlangana lo uNkulunkulu yikho lokho okuyikho lapho usazi ukuthi ukhuluma laye ungacabanga ukuthi kwakuyinto ebula lapho omunye umuntu lapho ngisazi ukuthi kulabantu abalutshwana emhlabeni ababambelela kulokho engikutshoyo ukuba liqiniso ukuma lapha futhi athi itsho kanje inkosi ngiya-Arizona lapho ngizahlangana le ngilosi eziyisikhombisa esixukwini hawu kwakule qembu lamadoda alimile lapho ukukubona kusenzakala ngobunye ubusuku ngikutsho i-Los Angeles izawela olwandle kodwa lapho usuhlanganelwa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ongehlulekiyo uNkulunkulu owenza khona kanye lokho athi uzakwenza uhlezi ekwenza awula ntoni ngakho khona-ke awudingi ukubuyela nyovane futhi uyangeke ngakho ungatshela mhlaba wonke lapho umuntu wehlangana lo nkulunkulu ukhuluma laye futhi ubuqotho bukankulunkulu buba ngobakhe enhliziyweni yakhe akalanhloni ngakho uNowa wayengelanhloni kwakhangeleka kuyibula kuwo wonke umhlaba kodwa hathi kuye uMose lapho esephambi kukafaro wayengelanhloni ukutshela ufaro ukuthi izinto lezi ezithile zizakwenzakala ngoba wayehlangane lo nkulunkulu uNkulunkulu wamtshela isithethene esivuthayo uMose wathi ngiyagagaza yikho lokho ayelakho isikhubekiso solimi wathi kuyeza u-Aroni woba nguNkulunkulu kuye futhi uza kuba ngumprofethi kuwe ngiyakwazi angakhuluma kuhle kodwa ngiza kuba lo mlomo wakho ngubani owenza umuntu ukuba akhulume ameni ngiyakuthanda lokho lowo nguNkulunkulu ngubani owenza umuntu abe yisacuthe kumbe isimungulu kumbe ngubani owenza umuntu ukuba akhulume uNkulunkulu ukwenzile wathi Nkosi ngitshengise inkazimulo yakho wathi kuyini lokho okusezandleni sakho na yena wathi intonga wathi iphosele emhlabathini yaphenduka yaba yinyoka wathi iphakamise njalo yaphenduka yaba yintonga ameni unguNkulunkulu faka isandla sakho esifubeni sakho wasifaka phakathi wasidonsela phandle sabamhlophe ngobulephelo wathi sibuyisele njalo usidonse futhi safana lesinye isandla ngingunkulunkulu ngakho weza phambi kukafaro futhi wakhuluma lokho akutshoyo ukuthi uzakutsho wathi kuza kuba kanje lakanje wathatha ithebethebe futhi waliphosela phezulu emoyeni futhi wathi itsho kanje inkosi indwebundwebu mazibuye emhlabeni futhi indwebundwebu zabuya wathatha amanzi futhi wathululela emfuleni futhi wathi itsho kanje inkosi futhi imifula yonke lakho konke kwaphenduka igazi wabizela isiqhotho siphuma ezulwini liyazi ensukwini zokucina kumele kube lalezo zintupho ziphindakala njalo futhi khumbula isifebe ngesikhathi sebhayibhili isijeziso sakhe sasiyikufa ngokukhandwa futhi ibanjani ngakholwayo lizakhandelwa ukufa ngamatshe esiqotho kwake kwaba indlela kankulunkulu yokujezisa. Uzakhanda umhlaba ongakholwayo lesi sizukulwane esifebayo. Uzazikhanda kuvela ezulwini ngamatshe esiqotho alesi sisindo sethalenta ngalinye okungamaphawundi alikhulu. Ibandla elifebayo lizakupha, umhlaba ofebayo uzakupha ngaphansi kwesijezo sikankulunkulu, ngaphansi kokukhandwa ngamatshe njengoba wakwenza ekuqaleni. Lungani kunkulunkulu bandla, yikho kumele sikwenze sonke. Buyelani kunkulunkulu, lo mdala olobuso obukhunjekileyo, indevu ezimpunga, impabanga ezicakileyo, ingalo u-Elijah oleminyaka engu-8 yobudala ejezi phezulu lapho enkangala ekhangele phandle phezu kwezono zabantu. Unkulunkulu wakhuluma kuye ngokunye okusa wathi, hamba phansi lapho futhi utshele wahapha ukuthi akula ngitho amazolo aza kwezulwini uze uwabize. Ngiyabona amehlo akhe amancinyane ekhangele phansi kwalezo ndevu ezimhlophe ezibhundlekileyo, lodondolo esandleni sakhe ehamba esetha emgaqweni njengomfana oleminyaka engu-16 ubudala. Weza phambi kwenkosi futhi wathi, akula ngitho amazolo aza kubuya ivele ezulwini ngize ngiwabize. Wayengelanhloni ngonkulunkulu kumbe ilizwi lakhe okutshela inkosi kumbe omnye umuntu. Wayengelanhloni, wayengadingi ukucatsha athi, manje ahapho uzakuba li. Ukungikhumbuza ngenye into enjengathi, khona ke ngathi ebantwini ngifika endaweni engidinga ukholo oluningi. Yikho engikulandileyo ngekhaya khathesi ikuthola ukudubuka okutsha kokholo. Ukufika ekuthini kukhangeleka sengathi lapho okhulekela abantu uyaxolisa. Mnumzana David, ngiyacela ungasuka uyele futhi ungivumele ngitsho. Ukholo lule misipha lokoya esifubeni sakho. Lapho lukhuluma yonke into iyathula. Ungangeni phakathi mnumzana Thebeli, phuma phandle. Phuma lapha, ngiyindodana kankulunkulu, ngithunywe ngunkulunkulu. Bathiye benjalo, lokho kuyanyikinya. Awula ukuxolisa kudeveli, awula nilayo, awula nhloni ngelizwi likankulunkulu, awula nhloni ngokuthunywa kwakho, awula nhloni ngalokho esiyikho. Inhloni kuphela engilazo yikuba nguBranham, lokho yikuzalwa kwami kwasemhlabeni. Ile nhloni ngokwehluleka kwami, kodwa njengenceku yakhe angilanhloni, angilanhloni ngelizwi lakhe. Loba zinhlanganiso zamasonto amakhosi iziphatha amandla kumbe loba yini okungaba yikho, ngilungele nje ukunika impendulo. UNkulunkulu uyakubizela. UMose weza phambi kukaFaro, wayengelanhloni ukumtshela ukuthi babengasoze bayekethiswe futhi bathathe insuku zakhe eziningi kangako phandle enkangala. Wathi abanye abafazi, hlalani ebantwaneni benu. Wathi sonke sizahamba, ngitsho lesondo elilodwa eliza kusala ngemuva sizathatha inkomo zethu lakho konke. Wayengelanhloni mani, ayebuye ekukhanyeni kokukhululwa. Yiso isizathu endoda kumbe umfazi egula kumbe loba yini lapho isize ebukhoneni bukankulunkulu futhi esazi ukuthi unkulunkulu basilisile, unyathela ekukhanyeni kokukhululwa. Awuyekethisi ngalutho ukukhululwa kwakusenhliziyweni yakhe, ngoba wayehlangane lo nkulunkulu owathi, ngingunkulunkulu ka-Abrahama, owapha u-Abrahama isithembiso nesikhathi. Isikhathi sokuhlengwa sokukhululwa siseduze. Ngiyakuthuma phansi lapho ukuba kukhupha. Akuyini ukuxolisa ngalokho? UFaro wayengambulala, wayengumuntu nje, wayeyisigqili, wayengabe embulele, kodwa wayengelanhloni ngelizwi, kazange ethe phansi futhi aye emadolweni akhe futhi ancenge uFaro kungelalutho. Wathi ngize kuzobathatha. UFaro wathi, awu awungeke ubathathe. Wathi kulungile, khona-ke uzakuba le ndwebu ndwebu phezu komhlaba uze ugqambuze phakathi kwazo. Futhi nanko okwenzakalayo. Wathi, o Mose, zisuse. Wathi kulungile, manje uyaphenduka na? Wathi, awu ungahamba insuku eziningi kangaka enkangala. Wathi khona-ke impukane ziza kubuya. Amen. Wathi ubumnyama buzabuya kwaba mnyama kakhulu, wawungeke ubone indawo eyodwa kusiya kweyinye. Futhi ekucineni ukufa kwabuya. Ukusuka kuFaro ukusiya encekwini kwakuyikufa emntwaneni omdala emulini. Wayengaxolisi kuloba ngubani. Wayeyindodana ka-Abrahama ezelwe emoyeni kankulunkulu, ethunywa ngunkulunkulu, ombiko kankulunkulu ukwehla phansi lokukhupha labo bantu. Awu unkulunkulu angeke abize into efanayo kuleli hola yini ukukhupha ebandleni umlobokazi. UDanieli kazange kumbe uDavida bengisitsho, wayengesabi phambi kukaSawuli lapho umuntu wonke esesaba Goliyathi phandle lapho. Wayengesabi ukubuya futhi wathi, inceku yakho lumfo omncinyane okhanya ecakile. Wathi, inceku yakho yayiselu sezimvu zikayise futhi ibhere langena lathatha enye yazo, ngamxotshela phandle enkangala njalo ngambulala ngesavutha lesi. Isilwane zangena, oh minabo. Isilwane zangena zabamba yodwa yazo futhi zagijimela phandle enkangala futhi ngamtshelela phansi ngesavutha lapho sisukuma ngasibulala. Wathi futhi uNkulunkulu leyo nkosi etshetshele emuva imile lapho labo amasotsha ababengela mgogodla bezitsho ukuba bakhonza uNkulunkulu wasezulwini futhi bavumela lowo mfilistiya ongasokwanga ame phandle lapho futhi ayeyise amabutho kaNkulunkulu ophilayo. Wathi inceku yakho njalo izambulala ngoba uNkulunkulu wanikela isilwane leBherekini uzanikela futhi lowo mfilistiya ongasokwanga. Akazange agagase, akazange athi mtawumbe kuzakwenziwa. Wathi kuzakwenziwa, wayengela nhloni. UDanieli phambi kwenkosi wayengesabi kweyisa izilezo zakhe ukuthi akula muntu ozakhuleka kuphela kuye. Wavula amafasitela njalo wawavulela phezulu futhi wakhuleka kathathu ngelanga wayengesabi. UShadreki, Meshaki lo-Abhedenigo babengesabi leso sithando somlilo. Bathi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula, uNkulunkulu engasikhulula, kodwa nxa engakwenzi asikhothameli umfanekiso wakho. Babengela ntoni ngakho? Hathi mnumzana, hathi mnumzana, ngempela babengela ntoni ngakho ngoba babekwazi. USamson wangela ntoni phambi kwamafilistiya lapho i-1000 igijimela kuye wadobha ithambo lomtathi wembongolo futhi lezo ngwane zazingaba yintshi lengxenye yobuqatha bethusi. Watshayelela phansi i-1000 ngalo futhi wayelokhu elethambo lomtathi esandleni sakhe. Wayengayangeki, wadobha nje kwakusezandleni zakhe futhi waqala ukusebenza ngakho. Wakwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu waphezu kwakhe, wakwazi ukuthi wazalwe ngumnazari. Wayesazi ukuthi akula nto eyangamkhathaza, wayenceku kaNkulunkulu. Inceku phela wayesentandweni kaNkulunkulu kwakungela lutho olwalungamandleleni yakhe. Kungelani lokuthi ngamakhosi amangaki kumbe amafilistiya kumbe loba yikuyini okunye okuzayo. Uqondile. UJohane wayengela ntoni ngelizwi likaNkulunkulu elabuya kuye enkangala futhi lamtshela ukuthi ahambe ayebhabhathiza ngamanzi. Wayengela ntoni ukuthi athi, khangelani iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba ngoba umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Wayengela ntoni phambi kwabapristi? Wayengela ntoni ngelizwi likaNkulunkulu lapho esiza kuHerodi, umfazi kaFilipu? Wayephila loHerodi. Weza khona ebusweni benkosi. Lumfo omdala olobuso obuloboya ephuma enkangala lapho waphuma lapho engela mfundo kumbe engela okunye futhi. Futhi weza khona ebusweni bukaHerodi futhi wathi, akukho emthethweni ukuthi wena umthathe. Wayengela ntoni ngelizwi likaNkulunkulu? Sibili, wayengela ntoni? Halo impela. UStefani, wayengela ntoni ngelizwi likaNkulunkulu? Ukuqala abantu bePentekosti phezulu lapho ngosuku lwePentekosti lapho bebuthana njini yaphezulu umoya ongcwele wetshela phezu kwabo ngesithembiso sikaNkulunkulu. ULuka 24:49 wathi, khangelani ngiyathumela isithembiso sikababa wami phezu kwenu, kodwa lindani edolobheni leJerusalema lize lamukele amandla avela phezulu. Futhi isithembiso uqobo elizwi likaNkulunkulu elasithembisayo kibo, khangelani ngiyathumela isithembiso sikababa wami phezu kwenu, kodwa lindani lapho lingabe lisathathwa esenzi yenkolo kumbe ezimfundo lokunjalo, lindani lize ligcwaliswe ngamandla. Futhi lapho lawo mandla avela ezulwini esiza njengomoya olamandla ovunguzayo. Babengela ntoni ngevangeli? UPetro wasukuma wathi, phendukani lo lalowo wenu lina madoda ngezandla ezimbi libethele inkosana yokuthula leyo uNkulunkulu ayivusayo kwabaphileyo. Futhi singofakazi ngoba lokhu yikho Joweli akutshoyo ukuthi kuzagcwaliseka ensukwini zokucina, ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Wayengela ntoni ngevangeli? UStefani omncane, njengoba ngimtshilo imizuzu embalwa edluleyo lapho edlula lapho njengomoya omkhulu olamandla, wayengasuye umtshumayeli, wayengumdikoni nje kodwa wafakaza yonke indawo ngokuvuka. Wayehlangane loNkulunkulu futhi kunjengezama ukumisa, awu kwakunjengokuzama ukucitsha indlu etshayo umlilo kiyo ngosuku olulomoya ngesikhathi esomileyo. Ngani? Sonke isikhathi umoya uvunguza kwalumathisa omunye umlilo. Bamdonsa phambi kweSanhedrin Council. Lingananzelela ukuthi lokho kuyini? Lokho kunjengekhansili yomanyano. Zonke inkolo ziphutsha ngaphansi kwekhansili yomanyano. Zonke zazo zaphutshela phezulu lapho phansi kweSanhedrin Council. AbaFarisi, amaSadusi, amaHerodi loba yini ababeyikho babefanele bangene kuleyo khansili futhi bamhluthuna. Hathi nje ehlanganiswe yodwa kodwa ikhansili enkulu yamhluthuna. Siza kumethusela kokufa. Lapho ehamba lokho kusa iBhayibheli lathi ubuso bakhe bakhangeleka njengengilosi. Wathi, madoda labazalwane, ake ngikhulume kini. Obaba bethu babehlala eMesopotamiya bengakabuya Harani lokunjalo. Wayengahamba futhi aphe imibhalo. Khona-ke lapho esebopheke konke umoya weza phezu kwakhe wathi, lina bomtamo olukhuni abangasokwanga inhliziyo lezindlebe, lina lihlala liphika umoya ongcwele njengokwenziwa ngobaba benu lani liyakwenza. wayengelanhloni ngevangeli, wayengelanhloni ngelizwi, wayengayangeki phambi kwaloba yiphi ikhansili ye-Sanhedrin. Hathi uPawuli wathi phambi kwa-Agripha engumJuda efundiswe ngaphansi kukaGamalieli isikhulu esikhulu wayeyiso, kodwa ngolinye usuku endleleni esiyetha siya eDamaseko wabuya ebukhoneni wahlangana loNkulunkulu. Ingilosi yehla phansi ivela ezulwini yesibonisa insika yomlilo okukhanya komtshayela phansi emhlabathini. Waphakama futhi wathi, Nkosi, ungubani na? Futhi wathi, nginguJesu. Ame phambi kwa-Agripha waphindaphinda indaba njalo. Wathi, anginanhloni ngevangeli likaJesu Kristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu ekusindisweni emuntwini wonke okholwayo. Sibili, manje bangani, siyabuya phansi kanye lomuntu okusehla esikhathini, kodwa sesedlule isikhathi. Kodwa mangithi lokhu, umuntu owake wahlangana loNkulunkulu okuyilizwi, futhi ilizwi selenziwe sobala labonakaliswa kuye, akulanhloni ngalokhu. Awuyangeki. Akungiyangisi ukuthi ngithi ngiyakholwa lonke ilizwi likaNkulunkulu. Akungiyangisi lapho iNkosi isithi ngikhulume loba yini, uyahamba ukukhulume futhi ukwenze. Akungiyangisi ukuthi ngithi ngigcwaliswe ngumoya ongcwele. Akungiyangisi ukuthi ngithi ngakhuluma ngezinye indimi. Akungiyangisi ukuthi ngithi iNkosi yethu yangitshengisa imibono. Akungiyangisi ukuthi ngithi uyafana izolo lamhlala nini nini. Lapho olethwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yebizo lami, ungacabangi lokho oza kutsho, ngoba uza kuphiwa kulelo hola. Akusiwe okhulumayo kodwa baba wami ohlala kuwe. Kodwa loba ngubani olenhloni ngami lelizwi lami kulesi isizukulwane, yena ngiza kuba lenhloni ngaye phambi kwababa wami lengilosi ezingcwele. Nkulunkulu, sisize singabi lenhloni, kodwa sisize kuba yibufakazi obuphilayo. Wonke umuntu kuTestamente elidala, lapho labo baprofethi besiza, baba yilizwi eliphilayo. Baba yilizwi. UJesu wathi babebizwa ngokuthi onkulunkulu, futhi babe yibo ngoba ilizwi likaNkulunkulu leza kubo. Bathi kuyitsho kanje iNkosi. Futhi loba nguphi umfundi kaKristu othintana laye ekuhlengweni losindiso lubuya enhliziyweni yakhe ungumnini kaNkulunkulu. Futhi lihlobo bani lwempilo okumele siluphile, futhi kumele sihambe kanjani, futhi singakhuluma kanjani. Nga uNkulunkulu wezifanekisa ngemizimba yethu uqobo efayo. Ngubani ongaba lenhloni ngalokho? Nxa ngingafika endaweni lapho engangisebuthweni lamapholisa lapha eJeffersonville, ngihamba ngisetsha sitaladeni kuzo zonke iziphathamandla, ngingeke ngibe lenhloni ngedolobho. Ngingaba ingxenye yedolobho, ngingaba ngumpholisa ingxenye yedolobho okugcina umthetho lokuziphatha. Nxa umuntu engena erobhothi ibombo, ngingeke ngibe lenhloni ukumtshela ukuthi wenze okubi. Omnika itikiti, lo ngumsebenzi wami, ngoba ngiyaholiswa lidolobho, ngiphila ngedolobho, ngilegunya livela edolobheni, kungela ndaba lokuthi wayedakiwe kumbe kuyini okwakulihlupho ngayo. Bazangisekela, ngiyama indawo yami ngoba ngilipholisa, futhi kumbe ngicotshiwe, kumbe ngafakwa phakathi lapha, futhi nganikwa igunya ukwenza lokhu. Kumele uthathe umthetho lamalungelo lezinto, futhi ubone ukuthi kwenziwe kahle. Khona-ke nxa ngingumKristu futhi ngigcwaliswe ngomoya, ngigqoke ubufakazi bokuvuka kukaJesu Kristu ukuthi ungofana ezolo lamhlala nini nini. Ungavumeli loba nguphi uthi evele azame ukukufuqa ngalapho esithi awenzi lokhu futhi awenzi lokho. Ungakwenza khona uNkulunkulu ukuphe bona kasilamandla. Lelo pholisa alilamandla okumisa imoto eyodwa. Kumayelana kwezinye isikhathi zimoto ezingamandla amabhiza angamakhulu amathathu kumbe amane, kuyini angakwenza ngakho? Kodwa ulegunya. Futhi lelo libandla silegunya ngokuvuka kwaJesu Kristu lelizwi lakhe elathenjiswayo. Haleluya! Izinto engizenzayo liza kuzenza lani? Eziningi kulalezi lizazenza ngoba ngiya kubaba. Ungabi lenhloni ngaye kulesi isizukulwane esonakeleyo sikhathazekile, isizukulwane sokuqina esiza kuba semhlabeni sonakele esifebayo, futhi sigcwele izilonda ezibhibhidlayo. Konke yonke into elesithunzi kayisela sithunzi. Ipolitiki yelizwe ingekeza, izizwe ziyehlukana khona le phakathi emagusini e-Afrika, kuba zingeli benyamazana abavela phandle kwelizwe, babethethe amaradio alamandla amakhulu kuzo Elvis Presley, uPete Boone, lalawo amadoda ngaleyo rock and roll le-twist, futhi abomdabu bezama ukubabona besenza ngalapho, bephosa ikhanda labo futhi besenza njengalokho. Abomdabu bama futhi babakhangela. Kodwa uyabona, abasibo abe-Amerika njengoPete Boone, Elvis Presley, lo Ricky Nelson, lalabo madoda abayikho, abasibo oJudas balolo hlobo. Kodwa bona kungumoya, futhi umoya kawukho kuphela e-Amerika usuzisabalalisile phezu komhlaba wonke ukubaletha empini yaseyamagedoni. Yenza njengalokho loba yisiphi isizwe abavela kiso, Afrika, India, loba ngaphi okukhona. Leyo nhlamba lezinto isisabalale phezu komhlaba wonke ngomuntu oyedwa nje ekuqalisa. Akanjalo levangeli lamandla kaNkulunkulu uSomandla selisabalale emhlabeni wonke. Futhi isikhathi sokwahlukaniswa sesithatha indawo khathesi, lapho uNkulunkulu ebiza umlobokazi, futhi udeveli ubiza ibandla. Mangibe yingxenye yomlobokazi. Asikhulekeni Nkulunkulu othandekayo, siyabona umbhalo wesandla emdulwini Nkosi, sisesikhathini sokuqina. Siyakwazi ukuthi kulezinto ezinkulu ezihlezi phambili, kodwa kukanti kwenye indawo ngaphandle kwalingqube phandle lapha, lokhu kungabantu abathembekileyo abamiselwe impilo. Kungekwenzeki ukuba umuntu oyedwa kumbe abantu ababili, kodwa uNkulunkulu thina sonke ndawonye masisabalalise kulo lonke ikhona esingalenelisa. Indaba ezinhle ukuthi uJesu uyeza, futhi bona sabalalisa isinkwa esincinyane ngalapho, ilizwi elincinyane. Loba ngaphi ingqungulu ezikhona zizalandela lokho kudla, loba kubuya ngethephu, loba kubuya ngelizwi kumbe ubufakazi, ingqungulu ziza kulandela esigodlweni sakho. Ngoba kulotshiwe, lapho umzimba okhona, lapho ingqungqulu zizabuthana. Jesu othandekayo, siyakwazi ukuthi wena ngumzimba esiwudlayo, wena uyilizwi, futhi ilizwi lenziwa laba inyama futhi lahlala phakathi kwethu. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lapho sisabalalisa ilizwi, ukuthi ingqungqulu zeqiniso zizalithola. Masingabi lenhloni lapho sisima phambi kwabantu ababi, abantu abangakhathaliyo abenkolo loba yini okuyikho. NjengoPawule watshela uTimothi, asiqinise loba kuyisikhathi loba kungasiso sikhathi. Sola ukhuze futhi ngokubekezela konke le mfundiso, ngoba isikhathi siyeza lapho abangasoze bamila imfundiso ephilileyo, kodwa ngokoyabo inkanuko zabo bazazibuthelela ndawonye abafundisi bele ndebe ezilumayo, futhi baza kuphendula basuke eqinisweni besiya enganekwaneni. Nkulunkulu, siphila kulolo suku, ungivumele ngaphila isikhathi eside okweneleyo ukubona lokho kusenzakala, njengoba lokho kuhlezi khona lapha elitsheni elikhona laleli tabhanekeli lamuhla iminyaka engu-33 eyadlulayo. Nkulunkulu, busisa munye lamunye phakathi lapha. Nxa kukhona munye lapha Nkosi ongalungiselelanga ukuhlangana lawe ukuthi abangeke nje bavumelane lelizwi lakho, futhi abahlangananga lawe obuso lobuso, futhi bazi ukuthi awungesenzo nje esithile eso kwamukela njengalokho ongakwenza ngesivuma nkolo kumbe enye into, kodwa uhlangane loNkulunkulu ophilayo. Futhi ngabe bengazange benze lokhu Nkosi, mabakwenze khona khathesi. Ngiyakholwa useduzane sibili kuleli hola. Angikwazi ukuthi bangobani, angazi loba kungaba khona omunye lapha, kodwa ngizwa nje ngikhokhelwa ukukhuleka kuwe. Hathi ukuthi abantu bayangizwa, ngoba lokho kuza kuba ngumkhuba womzenzisi. UNkulunkulu angakuvumeli, angifuni ukuba ngumzenzisi, kodwa ngiyakucela ngobuqotho enhliziyweni yami Nkosi. Loba ngubani indoda kumbe umfazi okhuluma kuye lokhu kusa ngokuthobeka, mabangabi lenhloni, kodwa phansi ekujuleni kwenhliziyo yabo bakwamukele khathesi. Besiza kulintambama futhi babhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu, belandela lonke ilizwi, lonke ilizwi. Ngabe babhabhathizwe ngokwahlukileyo kumbe befafaziwe bathululelwa? Khumbula, siyakwenza Nkosi ukuthi wathi loba ngubani ozasusa ilizwi elilodwa ebhukwini angezelele ilizwi elilodwa kilo, ingxenye yakhe izasuswa ebhukwini lokuphila. Loba ezama ebuya afake ibizo lakhe ebhukwini, akusoze kusebenze. Masiqiniseke futhi sithobeke. Manje basezandleni zakho Nkosi, wena yenza ngabo njengoba ubona kufanele, ngoba bangabakho. Ebizweni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, manje lapho sikhothamise amakhanda ethu, ngifuna ukuthi licabange kakhulu manje. Ngiyaxolisa kuqala ngokuphuza okungaba imizuzu engu-15. Manje sifuna ukuvungama, futhi wena cabanga nje enhliziyweni yakho manje. Sengihlanganele loNkulunkulu sibili, ucabange nje ngokuqiniseka manje, ngoba akusoze kube izikhathi eziningi kakhulu, mhlawumbe kuze kungaba isikhathi sokuqina manje ukuthi sizahlangana phambi kokubuya kwakhe. Sekuseduze bangane, wonke umbhalo kukhangeleka sengathi usuphose wagcwaliseka nje, futhi kungaba kuwe lami leli kungaba lithuba lethu lokugcina. Singabe sesihambile kungakabi sebusuku.
I'll go with you. With you. ashamed of me and of my word?
Ulenhloni ngami lelizwi lami.
Imagine you're laying on your deathbed now.
Can you?
Then it might be too late, but it isn't right now.
Okay.
Might have to sacrifice now.
Oh,
you can
give it to Katesi. Manje enhlizweni yakho phendula lokhu. Manje sila makhanda ethu ekhothanyisiwe asiphakamiseni izandla zethu futhi sithi Manje ikho lokho okwenzakalayo khona manje uyasahlulela Nkosi uyanithola kule cala khona ke ngixolele Ungahlulela ukuba yini lokhu kusa Nkosi Nivivinye Nkosi, ubone uba kukhona into engcolileyo phakathi kwami. Baba, siyakubonga lokhu kusa ngazo zonke lezi izandla. Angibonanga umuntu oyedwa kodwa ukuba bebephakamise izandla zabo. Ngiyakubonga Nkosi, ngithemba awukwenzanga Nkosi. Akula lo yedwa obengazange abe lezandla zabo ziphezulu balungele ukudlula kwahlulelweni sahlulele Nkosi futhi nxa kukhona okubikithi sithethelele ngakho baba siphe okwesihawu sakho ngoba asifuni ukuhlangana lokwahlulelwa kwakho lapho isihawu singekho ngakho isihawu silapha manje ngakho siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzasehlulela futhi usithethelele izono zethu ngokwelizwi lakho lesithembiso sakho futhi sivumele sikuphilele insuku zonke zempilo yethu singabi lenhloni ngevangeli Manje baba, nxa kuyintando yakho, siqalisa amasonto amathathu alandelanayo khathesi emihlangano. Lungisa inhliziyo zethu ngakho Nkosi, ngilungiselele. Oh Nkulunkulu, ngimuye lo omiyo ngokujulileyo olesidingo sakho. Ngiyakhuleka ukuthi uzangihola futhi ungiqondise ezintweni okumele ngizenze futhi ngizikhulume kulezi insuku ezizayo. Hola futhi uqondise umfowethu Nevile oligugu. Leyo nceku yakho eliqhawe Nkosi. Njalo lo mfowethu Meni, lamadikoni ebandla labaphathi, lo muntu wonke obuthana lapha. Silungiselele Nkosi ukuze senelise ngendlela yesiKristu uqobo, ukuletha izoni kuwe, nokuletha amalunga ebandla ekwazini uNkulunkulu lo esimaziyo, esihlangane laye ngokuqondane lathi. Makabe nguNkulunkulu wabo futhi. Manje baba, lokhu asingeke sikwenze, asingeke sibathumele phakathi. Kodwa wena moya ongcwele hamba phezu kwabantu amalunga amabandla futhi njengesehlakalo esincinyane engani laso lawe ngokunye okusa hamba uyethathela indodana yami umlobokazi umthathe phakathi kwabantu phakathi kwamabandla yonsela phandle lo mlobokazi ngivumele emkhulekweni manje Nkosi thumela uRebecca ngizazama ukuba ngueliyeza Nisize ukuba inceku ethembekileyo futhi makuthi uNkulunkulu wasezulwini athumele ingilosi yakhe phambi kwami phambi kwethu ukuthi siqoqanise izinto ndawonye lokukhetha umlobokazi awukhethileyo sikucela ebizweni likaJesu amen manje ngiyaxolisa ukuba ngilihlalise ngedlulisa sokwedlulela ngu-25 bekufanele ngibe ngiphandle lapha imizuzu engu-25 edluleyo kodwa manje liyayithanda leyo ngoma endala thatha ebizo likaJesu kanye lawe Akukuhle lokho na ngihlabelile lokho manje okuminyaka engu-33 edluleyo njengengoma yokuchitheka ubhaphathizo lwamanzi okhunjini lwaseJodani olulesiphepho futhi ngicabanga lokhu kuhle kakhulu lithathe nje yonke indawo oya khona Kathesi ke qhawulana lomunye izandla useduze lawe. Manje kumbulani inkonzo yalobu busuku ngo 7:30, ngo 7:30 lobu busuku. Manje kasihlabeleni indima eyodwa yabona. Bakhona na abaze kuzobhaphathiza emva kwalinkonzo. Nxa kunjalo phakamisa izandla zakho. Umuntu wokubhaphathizwa ababili kulungile kuzobhaphathizwa khona kanye emva kwalinkonzo. Nxa inengi lenu lonke loba nguphi wenu ofuna ukubhaphathizwa. Siza kuba lenkonzo zobhaphathizwa kuzo zonke lezi inkonzo. Into kuphela okumele uyenze ukucela. Silungele ukulibhaphathiza. Lo ngumsebenzi wethu ukulibhaphathiza ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngokungumsebenzi wethu ukukwenza futhi sizathokoza ukukwenza loba yisiphi isikhathi. Lina liza kubhaphathizwa. Hambani nje emakamelweni khona kanye emva kwenkonzo futhi sizaqhubekela phambili ngobhaphathizo lwamanzi. Loba ngubani ofuna ukubalandela uzakuba leqiniso ukuthi silapha. Nxa usuphendukile esononi sakho futhi wamkele uJesu njengomsindisi wakho, ube ngumKristu okweminyaka futhi ungakaze ubone ukukhanya lokukhanya kokukhululwa sokubuyile manje, umfazi, umlobokazi ofanele ukuthatha ibizo, uJesu wathi ngabuya ebizweni likababa wami futhi kalingamukelanga. Kodwa kuzakuba lomunye oza ebizweni lakhe futhi lizakwamukela leyo inhlanganiso yesonto yakho. Loba yiphi indodana iza ebizweni likayise, ngibuya ebizweni likababa wami. Nina madoda lize ebizweni laboyihlo. Futhi lalingubani ibizo lakhe? Ngubani ibizo likayise? uJesu. Yena weza ebizweni likababa wami kalingamukelanga. Manje umlobokazi wakhe uzakuba lebizo lakhe. Yebo sibili. Ngathatha umfazi obizwa nguBroy futhi waba nguBranham. Uzolanda umlobokazi. Woba leqiniso futhi ukukhumbule lokho lapho usiza echibini. Asikhothamiseni amakhanda ethu kathesi. Futhi umfowethu Veli lapha kasuye wemzini kithi. Ungumfowethu oligugu sibili. Ube kanye lami emihlanganweni eminingi. Yena lo mkakhe. Futhi njalo manje ungumlobi walezi intshumayeli lezinto ezingena esimweni sebhuku. Mfowethu Veli, ungasiphumisa ngomkhuleko lapho sikhothamisa amakhanda ethu.